Asibeni silokhu simile okwesikhatshana nje lapho sinikeza uNkulunkulu ukubonga ngalokhu. Asikhothamiseni amakhanda ethu. Baba uNkulunkulu olomusa longcwele, siyathokoza sibili ukuthi uNkulunkulu lo sizo oluhlezi lukhona ngesikhathi sokuhlupheka. Siyakubonga wena ngalokho osenzele khona. Asingeke nje sichaze kusuka enhliziyweni zethu ukuthi sikuthakazelela kanjani lokhu, lokuthi ubuya njani ekophulweni kwethu lapho sisekunzimeni. Sifundile eminyakeni ukukuthemba lokukukholwa. Futhi ngiyakhuleka limini Nkosi ukuthi uzathulula izibusiso zakho phezu kwalaba bantu. Makungabi lomuntu obuthakathaka phakathi kwethu lapho linkonzo isiphelile. Ngakungaba lomunye phakathi lapha ongalunganga kuNkulunkulu, makuthi amandla avusa uJesu engcwabeni aphiliseni izimba yabo efayo Nkosi, lemphefumulo yabo, futhi ubaphendulele kuwe. Sibe khona Nkosi. Labo abangela moya ongcwele, makuthi lolu lube lusuku olulodwa olukhulu abangasoze balukhohlwe. Ngoba makube lusuku lolo uNkulunkulu athulula umoya wakhe phezu kwabo. Sibe khona Nkosi, sithethelele izono zethu. Singakhuleka ukuthi uza kubusisa umfowethu Sullivan olomusa lomngane wethu oligugu lemicabango yakhe ebantwini lokuzama ukubalethela ukweneliseka konke lokho angakwenelisa ukubanceda. Ngiyakhuleka ukuthi uzabusisa umfowethu Sullivan. Busisa abachumayele elizweni lonke yonke indawo. Nikeza kibo ngokwedlulisileyo ngobuningi Nkosi. Mabame ngobuqhawe kuphulupithi futhi bamemezele ilizwi likaNkulunkulu. Ngoba siphila emaholeni okuvala kwembali yalumhlaba. Makuthi ukulunga kwakho kusimboze kulezi izikhathi. Ngoba sikucela ebizweni likaJesu. Amen. Lingahlala phansi. Ngilokubonga sibili kini bantu njenga uNkulunkulu ngalokhu umfowethu Sullivan wakuthatha phezu kwakhe. Uyabona, akusoze kube kuqondile kumfowethu Sullivan ukwenza lokho, ngakho salungiswa ukukulungiselela. Siyakubonga ngomusa wakho. Futhi manje okomnikelo wothando kwa bekungadingeki ukuthi ukwenze lokho, hhathi lokho bekungadingakali. Bona nje bayabhadala izindleko, ihotela lokudla, lokho esasilakho. Futhi lokho yikho kuphela okwakudingakala. Kodwa ngiyabonga ngesihle sibili, futhi kuza kuya ukuncedisa amamishinari futhi kulethe abantu kuNkulunkulu. Akusoze kube legwayo elizathengwa ngakho loba iwhisky. Akulalutho olubi, uza kuya entweni eqondileyo. Futhi ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uza kufaka lokho ngakini phezulu le, futhi akwandise ngenkulungwane ezilithumi idola ngalinye, kumbe ipeni, kumbe indibilishi elayinikeza kulinkonzo. Futhi manje ngifuna ukubonga ibutho le-United States ngokusivumela ukuba lalesi sakhiwo ukuhlala kuso, ukuba le nkonzo lezi. Ngeqiniso ngiyababonga ngenhliziyo yami yonke. Futhi lapho ngizwisisa umfowethu Sullivan wathi yonke into eza kubhadalwa kahle. Kasikaze sisuke edolobheni kusukela silesikwelede sesenti elilodwa, kodwa konke okwanakekelwayo asikholwa kokunye. Akufanelanga ube lesikwelede saloba ngubani, kumele uqonde uthi nta. Futhi nxa ukoloda omunye umuntu, hamba uyekhangelana labo futhi ubatshele ukuthi uyabakoloda, kodwa nje bakunike isikhathi esincinyane futhi uza kubhadala. Bona izikhathi zonke lokho kungcono lolo luphawu oluhle lwesiKristu, ukuthembeka, ukuqonda. Ufuna ukuphila nje lokho okhuluma ngakho. Nxa ungakuphilisili sakho, ungakhangelela njani omunye umuntu ukuthi akuphile? Uyabona, ngakho lezincwadi ezilotshiweyo ezivalwa ngabantu bonke. Ngakho hlala uthembekile, ulungile, uqinisekile. Khuluma iqiniso kungelandaba ukuthi kuzisa kanganani ubuhlungu enye into. Khuluma iqiniso kungenani, ngoba ungahlala ulikhuluma ngendlela efanayo isikhathi sonke. Futhi nxa ungakhuluma amanga, uzafanele uhambe izigidi zamamayila ngalapho, futhi lokhe ufanele uphenduke kulawo manga njalo. Futhi wenze into embi kakhulu, thembeka nje, futhi ungahlala ukukhuluma ngendlela efanayo, ngoba kuliqiniso. Yiyo indlela ngeBhayibheli, kukhulume nje ngendlela iBhayibheli elikutsho ngayo, ungayekethisi ngakho, kukhulume ngaleyo ndlela nje. Kulotshiwe khona lapha futhi ungakhomba umunwe wakho kipho. Koye, yiyo indlela onqoba ngayo uSathane. USathane wathi kuJesu, nxa wena uyindodana kaNkulunkulu, masikubone usenza isimanga. Wathi ungumenzi wezimanga, phendula amatshela abe yisinkwa, futhi kasiboneni, ulambile. Wathi kodwa kulotshiwe, umuntu kayi kuphila ngesinkwa kuphela. Bona, wathatha ilizwi likaBaba futhi wanqoba udeveli khona emhlabathini wakhe. Ngakho ngenza into efanayo, unqobe udeveli emhlabathini wakhe ngelizwi leNkosi. Khona-ke ngizahlala ngilokubonga kumfowethu Sullivan. Lokhu liqolele lesi sitsho. Ngicabanga lapho besenza umfowethu Sullivan ukuthi waphosela khatshana ephetheni. akula onje ngayo kulendoda eyodwa kuphela engake ngahlangana nayo empilweni yami engikhumbuza ngomfowethu Sullivan le kwakungu Howard Cardley angazi loba wake wabamazi kumbe hathi ovela ovela umfowethu Cardley owayengumfana omdala omuhle wasemaphandleni njengomfowethu Sullivan futhi wayengenisa izandla zakhe phansi esikhwameni sakhe kude kakhulu ukuze kuthi ibhanti eligaqwa emahlombe lidonselwe khonale phansi futhi akhulume ikhanda lakhe liseceleni futhi wayengu Howard Cardley oyedwa futhi ke ngiyathokoza kakhulu ukuba lomfowethu Sullivan njengomngane lomfowethu evangelini futhi ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzambusisa lebandla lakhe elincinyane phezulu lapha umkakhe oligugu abathandekayo bakhe lakini abanye abachumayeli abalapha ikini lebandla lenu abachumayeli beFull Gospel phezu kwezinto ezincinyane zombhalo singangavumelani omunye lomunye angivumelani lomkami kwezinye izinto futhi liyakwazi ukuthi lokho kumayelana ngani uthanda iphayi ye-apula futhi ngithanda icherry ngakho asivumelani futhi ngiyakutshela lokho engikwenza ngeyami ngithanda iphayi enhle echisayo icherry pie ngingakumela khona manje futhi ngithele ulaza phezu kwayo futhi ngithele uluju phezu kwalokho futhi mfowethu ulento efanele ukudliwa umkami uyakwesaba ngithemba wesaba okuzimukisayo engakuthanda kodwa uyazi ukuthi abafazi banjani bayesaba bayaxaka kakhulu okokuthi ungabahlaba ngepheni futhi ubasike kuze kufike ethanjeni futhi kukanti bafuna ukwehlisa yiyo imvelo yabo ngiyathemba ngakho kule futhi kodwa ngiyakuthanda lokho manje asivumelani phezu kwalokho ezinye izinto zikahle kodwa uyabona asikho ekuvumelaneni ngokupheleleyo ngakho singabona into efanayo bazalwane kodwa into enkulu sidla iphayi yiyo into enkulu ikakhulukazi phezu kobhapathizo lukamoya ongcwele lokubuya kukakristu lobuvangeli obukhulu lemfundiso ezinkulu zebhayibhili ngeqiniso siyama ingalo ngengalo ngalokho njengabazalwane ababambeneyo bengiyela okwenhlanganiso yesonto evimbelayo kungelanto engase enqabela siyamatsha sisiya eCalvary njengebutho linye elikhulu ndawonye nxa ngingaba loba yiluphi usizo kini ngingathokoza ukukwenza futhi ngileqiniso ukuthi lingatsho into efanayo kimi futhi lingaba lusizo kimi futhi yinto eyodwa ongayenza engiyaziyo ikungikhulekela ukuthi uNkulunkulu angangivumeli ukuphambuka akukho enhlizweni yami ukuphambuka ngifuna ukuhamba ngokulungileyo ngifuna ukwenza lokho okulungileyo ngoba ngiyananzelela njengomfowethu Jack Moore wangitshela ngesinye isikhathi wathi mfowethu Branham angeke ngime emanyathelweni akho ngezehlakalo zakho zonke ngosuku lokwahlulelwa ngoba uNkulunkulu uzafuna kuwe impendulo enkulu wathi ngoba kunike izigidi zabantu ezandleni zakho manje nxa ngikwazi ukuthi nizakuma lapho futhi ngiphendulele labo bantu khona-ke luhlobo bani lwevangeli okumele ngilutshumayele ikuqiniseka bani lapho ngibamba okuthengwe ngegazi lakhe ezandleni zami futhi njengoba wanginika isipho ngaphezu kwethunzi lokuthandabuza loba nguphi umuntu ocabangayo ongabakwazi kufanele kuvele kuNkulunkulu futhi ngalokho nxa ngingakhokhelela omunye umuntu endleleni engayisiyo njengoba iqembu elithile latsho lokho uNkulunkulu uza ngenza ngikubhadalele ngosuku lokwahlulelwa kodwa lapho ngibona umbono lapho kungasikude futhi ngabezwa labo bantu beklabalala itholile ibhuku lenu elincinyane izolo ebusuku na i-businessman's voice lokho kuhle futhi embonweni wesinye isikhathi siza kuba lakho kudindiwe ngokugcweleyo lokho kayisikho konke kwakho kodwa kulokho futhi ngibona lokho futhi ngema lapho njengalokho ngimile khona manje futhi ngangizikhangele sibi sami ngilele lapho embhedeni ngikhangele umkami futhi kanti ngimile lapha ngizikhangele sibi sami futhi lapha kwakungabantu labo bemile ngalapho njengalokho lapho ngathi upawuli uzamele ahlilelwe ngevangeli alichumayelayo na bathi yebo ngathi ngichumayele ilizwi lonke khona kanye ngendlela enza ngayo futhi izigidi zamemeza siphumule kulokho iyo ndlela engifuna kube ngayo lapho ngichaphela khonale bona ngifuna ukuthi kube ngaleyo ndlela njengalokho nje njengalokho upawuli akutshoyo kangifuni ukungezelela into eyodwa kikho ngisuse into eyodwa kikho khona lokho nje ibhayibhili elakutshoyo iyo ndlela engifuna ukukugcina kuhamba uyabona futhi yebo likugcine kunjalo inhlanganiso zamasonto kunhlangothi zonke zizaphakamisa umgoqo wokumelana lakho futhi ke izikhathi eziningi abazalwane bacabanga ukuthi ngimelana labafowethu. UNkulunkulu wazi okwahlukileyo kulokho. Ingqe kuphela esazi ukuthi liyini iqiniso. Bona, akumelani labazalwane. Luhlelo olusenza singabi ngabazalwane. Akusilo ilizwi likaNkulunkulu elisigcina ekubeni ngabazalwane. Kuluhlelo esijoyina kulo olusigcina ekungabini abazalwane. Kunjalo. Ngakho kungaphi lapho okumele sime khona na? Mana elizwini. Futhi uNkulunkulu uza kudonsela abantu bonke kilo. Kunjalo. Kulokho. Ungakuhlelila kancinyane ukwenza inhlanganiso yesonto kugcine nje khona kuNkulunkulu futhi uqhubeke nje usiya phambili ukhangele nje ekugcineni bamba uhlalisekile uNkulunkulu uzaletha okunye kwakho konke kube lezinto eziningi ongenzele zona lokho ngiyakuthakazelela manje ngangingakusiza ngokukunika ilembu lomkhuleko kumbe enye into manje unganyibuzi imfundiso ngoba angifisi ukukwenza lokho abantu abaningi bayangibhalela imibuzo ngomthado lokwahlukana lokunjalo okuyindida ebandleni ngihlezi ngibakhombela emuva futhi ngithi buza umalusi wakho abantu bangibhalele izincwadi lapha futhi bathi uthini ngalokho futhi uthini ngalokho ngiyabuyisela incwadi lizayithola bona umalusi wakho ezintweni ezincinyane ngoba phezu kwakho konke ungumalusi wakho nguye lo uNkulunkulu amthumayo ukukukhangela futhi singangavumelani ngakho futhi ke lokho kubangela ukuthi ideka ebandleni lakho asikufuni lokho hatshi hatshi sifuna nje lithiye ukwenza izinto ezigcwele isono izinto eziphandle kwebhayibhili futhi nje liqhubeke lisiya ngakuNkulunkulu bona futhi nxa libangela ukungezwani okuncinyane lezinto ezinjengalezo eziphazamisa ibandla ngakho ngingangcono umalusi wakho akutshele ngomthado lokwahlukana lalezi izinto lalezo izinto othi akwenze uyinceku kaNkulunkulu laye futhi uhlonyisiwe ukwenza lokho liyakhumbula umsamariya olungileyo owafumana indoda elimele wamletha phakathi endlini yezihambi lelo libandla futhi wanikeza indoda lapho amapeni amabili futhi wamtshela uba wayefuna okunye wayeza kumbhadala lapho esiza ngakho la mapeni amabili uyenelisa ukukwelaphisa ngaye ngumuntu kaNkulunkulu ngaye ngumuntu kaNkulunkulu uma elizwini likaNkulunkulu ulakho lokho uNkulunkulu amnika khona umoya lelizwi kunjalo na siza kukhonza kanjani emoyeni laseqinisweni futhi ilizwi liqiniso kunjalo na manje ngiyabonga kakhulu njalo futhi manje ngidinwe kabi futhi ngidiniwe sibili limini angizimiselanga ukuhlala ngitho kwelinye ihotela ingqengi phila iphathi enkulu yabadakiweyo futhi ubusuku bonke betshaya iminyango futhi beklabalala labafazi ngahlala nje phezulu ubusuku bonke yikho kuphela futhi ke angizimiselanga lakancinyane ukuba lenye ihotela ngizahamba emoteleni ngizazithathela iroli ukuze ngilale kiyo phanje emhlabathini kwenye indawo ngizayithola ngizathola itente lesikhwama sokulala kumbe kwenye indawo lapho engingaba khona ngedwa kwenye indawo kunjalo ligcwele isono elizwe leli akumangalisi ligcwele ngakho futhi libole kwaze kwafika phakathi komongo bona phezulu lapha kwenye indawo esizweni sakho hathi isizwe lesi kuphela yonke indawo khona phezulu lapha iminyaka emilutshwane edluleyo ngangise emhlanganweni wenkolo phezulu lapha esizweni idolobho elikhulu futhi lobo busuku iqembu lenkolo ibandla lemikhuba kanye labontama baba lomhlangano omkhulu angikaze ngike ngibe se-Afrika phansi kobulumbo lento yonke angikaze ngizwe into enjalo futhi ukusa kulandelayo angeke ngilitshele khona kanye singabantu abahlangeneyo kulele phansi esibuyeni izinto zokungaziphathi ezazenziwe amambodlela otshwala yonke indawo futhi bona abantwana abancane abafana lamankazana ekamelweni linye yobusuku bonke ndawonye futhi ukusa kulandelayo ubaba ongcwele ehlezi phandle lapho futhi bona babuya bekhothamela kuye njengalokho ngaphansi kwebizwe likaJesu Kristu ngabe sengihlanya yini yini indaba ngami angeke nizimelelezo zinto kuenye into iyanginika inyangibe iziqebu lapho ngibona lokho lokho kungabe kumela inkosi yami uJesu na elabadakiweyo iphathi engela kuziphatha lezinto ezingela kuziphatha ezisetshenziswe kubo abafana abatsha labafazi kubekwe phansi lasemabhasikitini ezili lamambodlela uthi mina bakithi ungabiza lokho isiKristu na akumangalisi umhlaba usesimweni esigcwele isono kuyini lokho esoni esikutshoyo lapho ekhangela kulokho izinkulungwane zabo bona amantombazana edakiwe kangako bengenelisi ngitsho lokuma kuthi ekamelweni ubusuku bonke belabafana le nkulumo engcwele kabi ongakaze uyizwe empilweni yakho ngabeka imiqamelo ekhanda lami njengalokhu ukuzama ukuthi ngilale phandle ezibuyeni bedakiwe futhi begijima phezulu laphansi ezibuyeni kanjalo inkolo manje ngingakhangelela laba bantu abagcwele isono kanje manje abazibiza kwemidlalo phandle lapha emidlalweni webowling omunye wabantwana bami angaqala ukuya endaweni okudlalelwa khona ibowling ngingamxotsha phandle kwelizwe Likubiza lokho ukuthi ngumdlalo, lokho akusikho umdlalo, kuyini lokhu? Nga ufuna ukuba ukuqonda, qonda kuNkulunkulu, qiniso. Ngifuna ukulibalela, amazwi nje aphuma eBhayibhelini. Liyafumana amazwi lawo amalutshwane, engifuna ukuwabala lapha, okwesihloko. Atholakala kusahluko 17, sikamakhosi, okuqala, indima 1.
Before whom I stand, there shall not be.
Wophila kwenkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli engimi phambi kwakhe. Ngakuyikuba khona amazolo lezulu, kweliminyaka, kuphela njengokwelizwi lami. Amakhosi okuqala, 1, isahluko 17, indima 1. Nga ngingakuthumela ilembu lomkhuleko loba nini, ngibhalele nje. Umabhalane wami lapha okhona kathesi Mfoti Magwaya, bangaki abake bathola ilembu lomkhuleko kithi. Ngasiboneni isandla senu, sikuma Mfoti Jim, ngifuna ukubona wena lomkakho futhi. Nangu umabhalane wami lomkakhe, labo abasebenzayo, labo abathumele, nguye umfana lenkazana abalithumela amalembu okukhulekelwa emhlanganweni. Wonke amaKristu azinikeleleyo. Futhi ilizwi, lelo lizwi elihlabusayo elincinyane elilizwa efonini lapho lingifonela, lelo likhosikazi elincinyane elihlezi lapho, umkakhe, uyise lo nina, abo balapha kanye lathi lamuhla, futhi labathandekayo bonke ngalapho. Ngakho futhi ke uyazi umabhalane wami wasenkundleni, umnumzana Mesa, umfowethu Leo Mesa, ulapha kwenye indawo, lo mfowethu Jean God. Futhi ke nxa singalithumela ilembu lomkhuleko loba nini, loba yini esingakwenza, silikhulekele efonini loba yini esingakwenza, sizakwenza. Lindoda ekhangeleka engazwisiseki, ilodondolo esandleni sayo, izinyathelo zakhe zihlalisekile, amehlo akhe ecazimula ngenkazimulo kaNkulunkulu, indevu zakhe ziphephuka ohlangothini lwakhe, isiqephu esidala sesikhumba sembu sithandelwe kuye, yayisenza isinyathelo sakhe njengamandla lapho esehla phansi emgwaqweni esiya eSamariya. Wayengasilutho olunganani ukumkhangela, kodwa wayelo itsho kanje iNkosi okwalelo lizwe elikhulu lako-Israyeli. Yebo, u-Elija waseThishibi, umprofethi wenkosi. Wayengasilutho olungako ukumkhangela, kodwa wayele lizwi lenkosi. Wayengesabi ukuma phambi kwenkosi, ngoba wayeke waba sebukhoneni bomkhulu kule nkosi. Wayeke waba sebukhoneni bukaJehova. Ngakho-ke wayesazi lapho ayeme khona. Futhi lapho esiya phambi kwenkosi, akazange abe lamalini kumbe agagaze. Wayesazi lokho ayekhuluma ngakho. Wayengathi enkosini, itsho kanje inkosi, uNkulunkulu ka-Israyeli, akusoze kube khona izulu kumbe amazolo ngize ngilibize. Kungani watsho lokho? Ngize ngilibize ngokwelizwi lami, ngoba wayele lizwi lenkosi. Wayengumprofethi, futhi umprofethi ulelizwi lenkosi. Kuyinto ethintayo ukubona ukuhambelana phakathi kuka-Israyeli weTestamente elidala leMelika manje. Omabili ayengamazwe amakhulu, omabili asungulwa, futhi abantu bawo babebuye lapho ngenxa yokuzingelwa kwenkolo. U-Israyeli wayehlukuluzwe ngufaro, futhi wayesebugqilini okwamakhulu eminyaka. Lapho ababemukwe khona ukukhonza uNkulunkulu weqiniso ophilayo, futhi babemukwe lelo thuba, futhi babayizigqili. Kodwa uNkulunkulu wayebayenzele isithembiso eBhayibhelini lakhe kumbe elizwini lakhe futhi ngabaprofethi bakhe ukuthi uza kubanika ilizwe. Futhi babezangena elizweni leli, futhi baxotsha abahlali balelo lizwe, futhi babethumbe ilifa labo, ngoba uNkulunkulu wayele njongo yokwenza lokhu.
Nation of ours,
Futhi ke linjalo lelizwe lethu elikhulu. Sabuya lapha kuthi eBoli Mouth Road. Ilizwe leli lasungulwa
on freedom of religion because our forefathers had fled.
Ngenkululeko yenkolo ngoba okhokho bethu babe balekele ukuhlukuluzwa ngamaRoma okohlelo luka Jezebeli wesimanje manje. Futhi babebuyile futhi bamela ukuhlukuluzwa okunengi okukhulu lokufela ukholo ngaphansi kwalolo hlelo lwamanga luka Jezebeli. Futhi njengokweBhayibheli likaSambulo isahluko 13, uNkulunkulu wayebathembisile indawo elamanzi ehlane, le ndawo ngoba umfazi wathwalelwa enkangala lapho ondliwa khona okwesikhathi, isikhathi lengxenye yesikhathi. UNkulunkulu wayenze isithembiso kuMelika kumbe ebandleni kumfazi ukuza kulelizwe. Linandzelele yini uSambulo 13? Zonke ezinye izilo zaziphume olwandle. Amanzi. Isambulo 17:17 sathi, amanzi owabonayo ikuminyana lamaqhuku abantu. Zonke ezinye izilo zaphuma emanzini ukuminyana lamaqhuku abantu. Kodwa lapho United States isiza, yaphuma enhlabathini lapho okwakungela abantu khona. Futhi kumbula lapho isiza, yakhangeleka njengeundlu elincinyane. Manje undlulile empondo ezimbili futhi lawo ngamandla abantu lamandla enkolo. Kodwa lapho esebambeni khumbula khona-ke lelo undlu lakhuluma njengomgobho owakwenzayo phambi kwakhe uthi umgobho kwakuyiRoma. Lapho umgobho usima phambi komfazi ukuze udle umntanakhe masinyane lapho esanda kuzalwa, umgobho obomvu, ubani ohama phambi komfazi u-Israyeli ukudla umntwana masinya lapho nje ezalwa? Futhi wathumela ukuhlukuluzwa futhi wabulala bonke abantwana kusukela iminyaka emibili ubudala kusehla, iRoma. Umgobho wama emfazini ukudla umntwana wakhe masinya lapho esanda kuzalwa. Futhi ke siyathola ukuthi ilizwe leli lakhuphuka njengelizwe elikhululiweyo futhi lali alile undlu okutsho iundlu likaNkulunkulu. Kodwa emva kwesikhatshana lolu hlelo olufanayo esilalo lwakhuluma njengomgobho futhi lwasebenzisa wonke amandla omgobho ayelawo phambi kwakhe. Kuyahambelana okunye kokunye ngokupheleleyo. Futhi khumbula lapho lawa u-Israyeli weza futhi wathatha ilizwi lakhe lePalestina. Waxotsha bonke abahlala kulelo lizwe futhi bathumba ilizwe. Zangena futhi zalithatha kuma-India zabaxotsha futhi zalithumba ilizwe. UNkulunkulu wayelesizathu ngalokho. UNkulunkulu wayeza kutshengisa umhlaba lokho ayengakwenza ngexuku elincinyane labantu elalifuna inkululeko futhi inkululeko yenkolo ukukhonza uNkulunkulu. Kuyini abakwenzela u-Israyeli? Wenza u-Israyeli isizwe esilamandla kakhulu emhlabeni futhi wahlala ngaleyo ndlela waze waphuma phandle kwentando kaNkulunkulu. Kuyini akwenza ngeMelika? Wayenza isizwe esilamandla emhlabeni waze waphuma phandle kwentando kaNkulunkulu. Okuhambelanayo okunye kokunye khona kanye. Lapho u-Israyeli esiza elizweni babe ngabantu abakhulu ngoba babe lobukhokheli obukhulu. Babe lamadoda ayesesaba uNkulunkulu phezu kwabo anjengoDavida, inkosi uSolomoni. Umhlaba wonke wabesaba futhi bakholisa lelo thuba lokungabi lezimpi kungela nhlupheko futhi bephila ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu. Kwaze kwathi abantu abavela yonke indawo eyaziwayo beza ukuzobabona, uNkulunkulu wabanika isipho sokudalula sasiphezu kukaSolomoni. Futhi indlovukazi yaseningizimu evela indlovukazi yaseShepha yabuya yonke indlela idabula inkangala yaseSahara. Kwamthatha inyanga ezintathu ukuzwa nje inhlakanipho kaSolomoni. Futhi lapho ebona ukuthi uSolomoni wayedalula imimoya futhi wenza kwazakala kuye imfihlo enhliziyweni yakhe, wathi konke engakuzwayo mayelana ngawe kwakuqondile lokunengi ngaphandle. Wasuthiseka ukuthi lo kwakunguNkulunkulu. futhi iMelika phezu kwesisekelo sabokhokho bethu ababuya lapha okwenkululeko yenkolo. Saba namadoda alobunkulunkulu kulezo nsuku njengabakhokheli, uGeorge Washington, uAbraham Lincoln, amadoda adumileyo, amadoda kaNkulunkulu. iMelika kwakuyiMelika kulezo nsuku. uGeorge Washington lapha eValley Forge engakacwabi iDelaware ekhuleka busuku bonke waze waba manzi kuze kufike okhalweni lwakhe eguqe kungqoqwane. Futhi ukusa kulandelayo lapho amaMelika beqala ukuqapha kwakulamaphesenti angamashumi amabili kuphela abo ababelezicathulo zokugqoka ibutho leMelika, kodwa babelesimiso, babelento okwakumele bayilwele. Babengelandaba lalokho okuzayo kumbe okuhambayo. Abalimi bangena bamisa ukulima kwakhe futhi bakhupha inkabi yakhe, futhi wathatha umbhobho wakhe futhi waya kuyalwela lokho ayekwazi ukuthi kwakuyinkululeko. Futhi usuku olulandelayo ngiyakholwa kwakunjalo, ezine kumbe ezinhlanu izikhala zenhlamvu, inhlamvu zombhobho zadlula ejazini lakhe lengwane futhi azizange zimthinte. Amadoda kaNkulunkulu abasungula lesi sizwe, amadoda amakhulu, akumangalisi babhala, isikhathi eside ilizwe lethu libe ngelikhanyayo ngenkululeko yokukhanya okungcwele. Sivikele ngamandla akho, Nkulunkulu omkhulu, inkosi yethu. Ngesinye isikhathi esedluleyo ngakhuluma lendoda endala phansi eCordion, Indiana. Wangitshela mayelana ngalapho iPhalamende yayiseCordion lokuthi kanjani yena wathi wangena njani lenqola yenkabi esedla phansi ukuya kuzwa uGavuna ekhuluma. Futhi yena lo Gavuna babeyibo ababili kuphela ababegqoke isudu, ibhathi lebhulugwe begqokile. Watsho ukuthi wayefuya izimvu futhi ezigunda futhi egeza uboya bazo. Odade bakhe balweluka futhi bamenzela ibhathi ukuhambelana lebhulugwe lakhe. Futhi umfo omdala ehlezi lapho ngaleso sikhathi uphose iminyaka engamathumi ayisificaminwembili lanhlanu kumbe amathumi ayisificaminwemunye yobudala. Wadonsa indevu zakhe kanjalo futhi wathi bhili, yikho lapho i-Amerike yayiyi-Amerike. Ngakhangela kumfo omdala futhi ngacabanga, mfana, lina abaningi balaba abancinyana basoze bakukholwe, kodwa ukhuluma iqiniso. Kuyini okwenzakala kwi-Israyeli emva kwaleso sisekelo sobuNkulunkulu? Baqala ukungakhathazeki, baqala kufika kwenye indawo lapho abazange babe le ndaba lalokho okwenzakalayo. Baqala ukusalela emuva ekukhonzeni kwabo kuNkulunkulu. Loba babebambe uhlobo lwenkolo njengalolo esasilalo. Babe nesimo sobuNkulunkulu, kodwa baqala ukukhululeka nabantu babo futhi baqala ukuletha imfundiso zamanga ezehlukeneyo ebandleni labo. Ukukhonza kukaBhalimu kwaqala ukungena, futhi u-Israyeli wahlanyiswa intokozo edakiwe. Lezi nto ezinjengalezo, futhi ekugcineni wangenisa umkhokheli owayengamazi uNkulunkulu, u-Ahabu, owangena esikhundleni sikayise. Futhi uyise wayeyindoda engelabo uNkulunkulu, indoda enothileyo, kodwa indoda engelabo uNkulunkulu. Futhi wenza izono zonke okwedlula noma ngubani ngaphambi kwakhe owake wakwenza. Kodwa u-Israyeli ekudakweni kwabo bafaka umuntu phakathi njengalowo, futhi bambeka esihlalweni sobukhosi ukuba ngumbusi phezu kwabo. Babecabanga ukuthi kwakukuhle njengalokho amaMelika amaningi abakwenzayo lamuhla. Ungowepolitiki omuhle, ngakho ngumehluko bani okuwenzayo? Akusoze kwenze ngithi umehluko ngoba ngumpolitiki omuhle. Iningi lamaMelika abaningi babo bathengise ubuzibulo babo njengomelika, futhi bathi ngumehluko bani okuwenzayo? Ingxe kuphela uthole amadola amalutshwane engeziwayo kuhulumende futhi uphile. Bathengisa ngenxa yesisu, futhi lasenkanukweni lokulangazelela okomhlaba okugcwele isono. Futhi bakhohlwa into yoqobo esayehlela ePolymouth Rock, bakhohlwa ilifa lethu. futhi bahamba futhi bathengisa emaqukwini ahlanyiswa intokozo njengoba kwakunjalo ngensuku zika-Israyeli. Ngakho sekunjalo iMelika ithethe lowo mgwaqo ofanayo khona phansi ngendlela efanayo, intokozo. Ngemva kwesikhathana uhulumende wavumela isono. Ingqenje kuphela ulesinagogu ngumehluko bani okuwenzayo. Yikho kanye lokho iMelika yakwenzayo, futhi zaqala kuzihlela ndawonye futhi zenza amaqembu amancinyane, futhi ukuba lesono ngamandla, ukuba lesono ngamandla, ukuba lesono ngamandla. Zathi ngabe zahlala nezilizwe ezikhotho lezo ezazehlela lapha. Izono zaqala kunanabela emabandleni njengalokho esakwenzayo lapho. Abafazi baqala ukuquma inwele zabo begqoka izigqoko ezingelambeko beziquma mnyaka ngomnyaka, futhi amadoda baqala ukwenza lokhu lokho lokunye, futhi bedlala amakhasi, futhi besenza imidlalo yokubheja ebandleni, futhi bengabomhlaba ngalokho ababeyikho. Behlanyiswa intokozo, ukudakwa baze bazikhohlwe. Abathumayeli beqeqetsha kumaseminari lo bishop esithi, thumayelani bafana loba yini elifisa ukukwenza. Ngokubona kwami igazi likaJesu Kristu loma iminyaka engamakhulu alitshumi lesithi kamnomunye edluleyo. Ibandla laze langafika indawo kodwa inhlanganiso njengekilabhu. Malingakukhohlwa limini. Ukuba njengekilabhu, umhlaba waqala kunonabela phakathi. Abathumayeli baqalisa ukuyekethisa njengalokho abakwenzayo ensukwini zika-Ahabu. Begcwele isono, bebole kuze kufike emongeni, futhi kusiya lokuya kwahamba ngamandla okokungakwenza. Lanxa uNkulunkulu wabathumela umprofethi emva komprofethi, uthi ngezihawu wancenga ebantwini futhi bakufulathela. Babefuna indlela yabo, babengama-Israyeli, babekhululekile, babeyisizwe esikhulu. Okhokho babo benza okunje lokunje, uDavida loSolomoni babengenza lokho ababekufuna, into nje efanayo lalokho esizibeke sibi sethu kikho. Khona kanye lokho Washington okhokho bethu lalokho abakumelayo. Kodwa mfowethu, singamamayili ayizigidi kulezo zinto. Amabandla ethu ayikho, amamayili ayizigidi. Elidala ibandla leMethodist lamuhla kulokho ibandla leMethodist elalivame ukuba yikho. Lokho iPentecostal yayikho lamuhla lalokho eyayivame ukuba yikho. Lokho iBaptist yayikho lamuhla lakulokho eyayivame ukuba yikho. Singaba lesikhathi sokubuyela emuva futhi sikhulume ngoJohn Smith labanengi balabo abaguquli. UJohn Smith wathi engakaphi, wathi into embi ukuthi abafazi bamethodisti sebeqalisa ukugqoka indandatho zegolide eminweni yabo. Methodisti uyini ayengakutsho lamuhla ukuba bona bale nwele zabo ziqunyiwe futhi bele pende abusweni babo bonke begqoke ukabhudula kungenxa yesono. Kuyini uNkulunkulu akwenzileyo eMelika? Wathumela imvuselelo emva kwemvuselelo, imvuselelo emva kwemvuselelo. Abathumayeli bathumela ilizwi bazama ukubiza abantu babuyele kuNkulunkulu. Futhi kuyini abakwenzayo? Into efanayo Israyeli ayenzileyo wakukhipha. Benza inhlekisa ngabo, bababiza abagiqiki abangcwele, babaphosela entolongweni. Nxa omunye wabodadewethu lomunye wabafowethu phakathi kwaleli bandla namuhla wayengabe wahama ehoteleni lelo busuku obedluleyo, futhi baphakamisa izandla zabo futhi badumisa uNkulunkulu futhi bamemeza kulelo kamelo, babeza kuba sentolongweni lamuhla phezu kwakho. Kodwa elidakiweyo icuku elingazaziyo leziphukuphuku abagiqiki abangcwele bengema phezulu lapho futhi baklabalale ubusuku bonke, futhi bedakiwe futhi bathuke lokukhumula impatha zabafazi babo futhi baqhubeke futhi bawele esibuyeni futhi baklabalale ubusuku bonke, futhi abangeke ngitsho bakhulume ilizwi ngakho. Akumangalisi silahliwe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Nanzelela kusiya lokuya, uNkulunkulu wathumela abathumayeli benza izibonakaliso lezimangaliso eqinisa ilizwi lakhe. Futhi into enkulu kakhulu, abaningi bamadoda angabathumayeli besimanjemanje bakulandula futhi benza inhlekisa ngemvuselelo yonke, okunjengokuthiwa iChurch of Christ futhi labo insuku zezimangaliso sezedlula bezama ubukhulu babo ukuvalela kuleyo nsali encinyane kaNkulunkulu. Njenga loko, kwakunjalo ko-Israyeli, kunjalo futhi namuhla. Izikhathi eziningi, uNkulunkulu uyasusa abantu bakhe kuzo inhlanganiso lezinhlanganiso zamasonto, abakhuphele phandle enkangala bebodwa, ukukhuluma labo, futhi uza kuba lensali. Ungakhathazeki ngalokho, wakwenza ngaleso sikhathi, uza kwenza manje. Kusiya lobuya bangena esonweni, bagqumbuza ezintweni, ngani? Inkokheli yabo, nakulalutho lokukumisa. Oh, uqiniso, ngiyazazi izizwe eziningi ukuthi nxa bengabamba abantu esitaladeni begqoke njengalokho esikwenzayo lapha eMelika, babengafaka entolongweni. Lapho ngisiya esenjenjelo eRoma, manje cabanga ngakho, kuphansi ngendlela okwakuyikho. Babelesiboniso phezulu lapho ngaseceleni kwengcwaba likaSan Angelo, kubafazi baseMelika, siyacela gqokani izigqoko futhi lihloniphe abafileyo. Nxa kulento ekwenza ukuguleka ubona iqembu lababizwa ngokuthi ngamamelika bengena. Ngangihlezi phansi eluwazeni, sasikholisa isiteki ngolinye usuku umfowethu u-Agenbright Lami. Usuku olulandelayo sabuyela emuva ngoba kwakuyikudla okuhle. Ngangingathola amanzi lapho, bangaphinde uthole lapho kuphela iwayini, futhi ngangithatha amanzi ngenza okokuthola ijagi yamanzi ngaphansi kwengalo yami sonke isikhathi, ngoba babengakuniki amanzi etafuleni. Khona-ke ngangena phakathi lapho, futhi yonke into yayinhle kwaze kwathi uNkosazana America wangena ele ncinyane engcolileyo, injani ncinyane leziboya elekhala eliqakamileyo, elokweneleyo kwesitolo esitshiphileyo njengalokho, legwayi khona phandle ekucineni njengalokhu. Wahlala phansi lapho egqoke enye into eyayingayisiyo, futhi wabeka leyo njani ncinyane leziboya etafuleni ingcolile, into engcolileyo. Kuyi inja into embi uNkulunkulu akhuluma ngayo, loba okwethumi ngayo akungeke kubhadalwe endlini kaNkulunkulu. Kunjengesifebe, okwethumi kwesifebe, iBhayibheli lacho, futhi kanti nankoke. Bayenqabela ukuzala, futhi babhadale inkulungwane zamadola phose okwencinyane inja endadlanyana, futhi bayikhokele ngalapho, futhi bayinike uthando lomntwana ukuze agijime phandle ebusuku bonke, futhi benqabela ukuzala. Kuyini okulindeleyo kodwa ingqube? Lingezake lizwe futhi ilizwi lami njalo, kodwa ngifuna ukuthi likhumbule lokhu, sisekucimeni. Lapho siyathola lokho okwathatha indawo. Kuyini okwakwenzayo? Ekucineni, ihola elikhulu leza. U-Ahabu wayekhethiwe, futhi lapho ekwenza wathatha uJezebheli, lowo mfazi omdala obolileyo owakhokhelela wonke u-Israyeli ekukhonzeni izithombe. Futhi njengo-Israyeli ekwenza ngaleso sikhathi, ngani lokhu? Babemele babe sesimweni sokuhlehlela emuva, ukuvumela into enjengaleyo esenzakala elizweni labo. Imithetho yenziwa ngabantu, isenzelwa abantu, futhi sesenze into efanayo. Kwakulesi khathi lapho iMelika yayingasoze ibe babesezingcono kulokuba bavumele ihule elidala, isifebe esidala esanatha igazi labafela ukholo, bababulala. Futhi isizathu babaleka lapha okwankululeko, babengeke bahambisane lolutho olunjengalolo. Kuyatshengisa ukuthi sisesimweni esihlehlela emuva, isizwe sonke, ukukhetha okunjalo. Oh, yebo manje wena, abanye benu amademokrathi amahle apheleleyo, lizacabanga lokhu ukuthi awu, uza kwenza umkhokeli omuhle wepolitiki. Lokho kungezwakala kukuhle okwesizathu engqondweni yenyama, kodwa elizwini likaNkulunkulu lengqondo kamoya akwenzi mqondo. Ngempela akuwenzi. Amadola amalutshwane engeziweyo, le mithelo kumbe okunye okunjengalokhu okuqumayo. Futhi balesi khathi esinzima amamishinari ethu enkundleni lamuhla, ngoba manje sithathwa njengelizwe lekatolika. Ngani? Sibili, iRussia yathathwa njengamakhomanisi ngoba balomkhokeli wesikhomanisi. iRed China ithathwa njengomkhomanisi ngoba balomkhokeli wesikhomanisi. Sithathwa njengekatolika ngenxa yokuthi silabakhokeli besikatolika. Oh, lapho u-Ahabu esesihlalweni sobukhosi, uthi usesihlalweni sobukhosi, injalo. Kodwa uJezebheli wayeyinhloko ngemuva kwaleso sihlalo sobukhosi, nguye owayekhokhela. Khangela ukuthi wathatha njani yona imithetho yelizwe, futhi wayibhinqa, futhi okwenzuzo yakhe lobukali futhi wenza wakho akwenze ngoba wayechadile kuwe futhi yiyo indlela ngomkhokheli wethu lamuhla angitsho ukuthi akasiye muntu olungileyo kodwa khangela lokho okungemuva kwakhe izifebe into qobo esayibalekela lapha ukuba yimelika ngoba izisekelo qobo amamelika akhe phezu kwazo thina ngokukhetha kwethu okukhululekileyo sakhetha into enjengaleyo manje uyabona ukuthi kungani ilizwi lami liza kumiswa khona masinyane kodwa omunye umuntu uza kuba kwazi yebo ngani isambulo 220 wazibiza sibi sakhe umprofethikazi khangela nje igagasi lesono lisenzakala manje wena khangela umongo usiya emongweni wena khangela isimanjemanje khangela izinto ezingelabo unkulunkulu zisenzakala emabandleni futhi ekucineni kuza kuza ukuhlukuluzwa ibhayibhili litsho njalo itsho kanje inkosi ngeqiniso kuza kuba khona khona-ke kuyini okuza kwenzakala njengalokhu okwakwenzayo lapho ngakho kuza kuba njalo manje wayengamandla ngemuva kwakho wayenguye wayekubusa vala ngiyakholwa ngesesikhombisa phose isahluko sesi-17 kumbe isahluko sesi-18 khona phakathi ngalapho uza kufumana lokho ujezebheli akwenzayo ukuthi wathatha njani u-abhu futhi wayengeke atsho lutho ngakho ngoba kwakungumkakhe khangela lokho esizwe esakhelwa phezu kwakho leso sikhathi umisrayeli ohlehlele emuva lo mfazi ongumyedeni ngemuva kwakhe owayengumkhonzi kabhalimu futhi kuyini akwenzayo ekucineni wenza into yonke yaba ngeyesimanjemanje futhi yabanhle kakhulu futhi abantu baba lakho kalula baze kwathi ibandla lonke lakuwela abathumayeli lakho konke kazange atsho yini u-elija nkosi yimi kuphela oseleyo futhi njengoba kwakunjalo lapho kuyahambelana lalamuhla bonke babesesaba ukutsho lutho akusikho njengento efanayo lamuhla babesesaba ukutsho ulutho ngakho siyafumana babeyekelelile nje babengahlelekanga bedakiwe beqhubeka behlanya ngentokozo lakho konke okunye njengalokho okuyikho lamuhla ujezebheli echilanisa leyo mibhalo kuyini akwenzayo kumbe yona imithetho njengojezebheli ezayichilanisa khumbula ujezebheli uzibiza sibi sakhe umprofethikazi ukuba ndezela abantu futhi utsho ukuthi yena uyilizwi likankulunkulu kuphela emhlabeni ozakwenza ingqondo yenyama igolwe lokho ngeqiniso njengomhlaba kuza kukhonzwa komfazi e-United States futhi lokho kuza kuba ngumariya ngakubona amathumi amathathu 1931 izinto eziyisikhombisa zenzakala ngilakho ephepheni lapha lami ngakubhala ngo-1931 ukuthi ngakhuluma kanjani ngathi lumongameli u-Franklin D. Roosevelt uzabangela wonke umhlaba ancedise ukukwenza ukuthumela umhlaba empini kwakungakabuyi empini ngesikhathi sokuswelakala kwemali ngathi enye into futhi umama wami umdemokrathi opheleleyo nxa engazange angikhangele kalukhuni lapho ngikhuluma lokho ngathi kangila ndaba nxa wayengumripablikeni kumbe nxa wayengumsoshalisti kumbe loba yini ayikho lokhu kuyitsho kanje inkosi futhi ngathi besenza lokhu bavumela abafazi ukuvota futhi lapho besenza lokho benza okunye kokukhulukazi okuyangisayo lesi sizwe sake sakwenza futhi ngathi ngolunye usuku baza kubhadalela futhi bakwenza kulolu khetho lokuqina yikho lokho okwamkhethayo abafazi futhi lina bantu abansundu abaligugu eningizimu ukuthi lavota kanjani wena uthi awula msebenzi ukutsho lokho kupulupithi o yebo ngilawo kuyilizwi likankulunkulu lamatshatha ka-abraham lincoln lowo alikhululayo lilele ngaphetheya kuleyo myuziyemu ezigqokweni somfazi futhi liyathengisa ubuzibulo benu ihlazo kini futhi lina bantu okwepolitiki ngoba nje lingamademokrathi amahle lavotela into enjengaleyo futhi lathengisa ubuzibulo benu bezimelika lesikristu ukukunikela kusifebe esisibusayo thina kulesi isizwe lokho okwasenza lokho esasiyikho ubona ukuthi unanabela njani phakathi kalula sibili kuze kube manje usesihlalweni sobukhosi sibili isihlalo sobukhosi sendlu emhlophe khangela vele like labona ngolinye usuku mayelana ngezikolo zekatolika lezikolo zamaprotestanti sekela isikolo sekatolika kodwa hathi umprotestanti bona o mpowethu ukhangele igagazi lezinto elizayo manje nanzelela futhi lapho bekwenza Kangela lokho kwathatha indawo. Sonke isono lezi sikuthana. Sesifike endaweni futhi safikisa isizwe kule ndawo ediyazelayo. Iminyaka emilutshwane edluleyo lapho babela amapentekostali aqala kukuma kwasindisa isizwe eminyaka emilutshwane edluleyo lapho u-A.I. Smith esiya kukhankasa. Imelika yazi ngcono leso sikhathi. Kodwa ipentekosti yaba semhlabeni kangako yangena khona phakathi futhi bathengisa amalungelo abo njengamakristu kupolitiki. Futhi ipolitiki yabo ingaphambi kweBhayibhili. Oh minabo. Manje okomzuzu nje futhi khangela nje ukuthi lokhu kuphuma njani. Manje sithola lokhu abakwenzayo lezi zinto abazenzayo. Sikubona kuhambelana lapho khona kanye nje. Isono esandleni sonke. UJezebeli wangena waloya abantu bonke futhi nanzelela ekuqineni waqala kwakhe amatempeli amakhulu kaBhalimu. Kunjalo na futhi abapristi bakaBhalimu bangena ngobuningi kuzo zonke indawo ukufika kuleyo ndawo. Futhi baqala ukungcolisa amazwe ngokukhonza kukaBhalimu. Khangela ukuthi bakwenze njani, khangela ukuthi bakuthethe kanjani. Izinto nje abazenzileyo khangelani lapho abakhona lamuhla. Khangela isiKatolika siginya, siginya, siginya. Bechata besepula lokhu. Khona kanye nje lokho uDaniel athi bazakwenza. Inzimbi lodaka kusoze kuhlangane kodwa behlanganisa imbewu zabo omunye lomunye besepula. Yonke inkazana yeProtestanti ichata umfana weKatolika. Kufanele akhulise abantwana bakhe beyiKatolika. Konke njengalokho bechatana behlangana. Njengalokho kuze kubuye endaweni kuze kuthi yonke United States yonke isigcwele konke. Sizakwenzani njengamamishinari siphuma phandle ukuya kulula iSouth America yonke endaweni zomhlaba. UTommy Osborne labanye bezama ukuphumisa abantu phandle kwalezo ziheteni futhi bengakhomba umuno wabo khona emuva ukuthi sikhethe umkhokeli wethu. Le nto efanayo. Oh Nkulunkulu, kuyini okuzakwenzakala kulumhlaba? Kumele kunyikinye wonke umuntu phakathi lapha. Siza kuphendula njani? Kuyini umishinari aza kutsho? Lapho besithi wena ubuye lapha uzosikhulula kulokhu futhi abantu benu bafaka into efanayo ofisini yenu lapho esihlalweni sobukhosi. Sizokwenza njani ini? Khangelani emuva emapejini embali. Phendlani futhi libone nqaku ngangempela ose kungekho esisekelweni sombuso ukuthi kube njalo. Babengeke bakwenze eminyaka edluleyo kodwa bona sithengisa amalungelo ethu esikristu kupolitiki. Futhi yiyo indlela udevele azingenisa ngayo esibi sakhe. Wabo wayengaziyo lutho kodwa kuba khona ngokwebizo kuJezebeli. Yiko konke lokhu okuza kuba yikho nje ukuba khona ngebizo. Angeke akwenze sibi sakhe kodwa lolo hlelo ngemuva kwakhe luzamtshayela kikho khona kanye. Ngweba isazela sakho wena mKristu. Zivuse sibi sakho. Isikhathi sesiphelile ukwedlula okucabangayo. Isimo esikiso. Lesimo ababekiso. Nokuthi baziyekelela kanjani. Kufanele ukuthi inhliziyo enkulu kaNkulunkulu yethandayo yamemeza futhi yakhala lapho ebona abantu bakhe bemishinari. Wabenza umzekeliso. Izizwe zonke zibuya yonke indawo ngoba uNkulunkulu wayebabusisile. Wababona bebambene. Ngokukamoya bekhonza uNkulunkulu. Futhi ke ukucabanga ukuthi walangazelela ukubabona bephenduka uthandweni lwabo lokuqala. Futhi benze lokho okwakuqondile. Kodwa njalo njalo bahamba kachana lakachana lakachana kwaze kwathi ekucineni uJezebeli wangena. Yikho kanye esikwenzileyo. Siphambuke ezimisweni zikaKristu. Lapho uNkulunkulu wethumela abatshumayeli bakhe elizweni. Bachumayela ubungcwele, iPrickly Moldiness, amaNazareno, amaPentecostali. Buyela kuNkulunkulu, buyela kuNkulunkulu. Futhi amabandla sibili akudala agcinileyo ahleka nje futhi benza inhlekisa. Iningi lalawo makholwa esimanje manje ngani balahla yonke into abantu abayenzayo futhi bathi kwakungokwadeveli. Wenzani na futhi ibandla laqala ukubulalela. Iningi laqala ukubulalela into yokuqala uyazi ngamfazi wekatolika ingagqoka uhlobo lolu lwezinto amaprotestanti angakwenza lawo. Nxa ibandla lekatolika lingenza lokho amaprotestanti lawo angakwenza khona ke ngamamethodisti engakwenza pho ke amabaptisti khona ke ngamabaptisti engakwenza pho ke amapentekostali. Bona yikho lokho inhlelo ezenziwe ngabantu ezikuletha kukho. Haleluya! Kuliqiniso lokho. Yiso esizathu ngimelana lakho ngoba ilizwi likaNkulunkulu limelana lakho. Inhlelo ezenziwe ngabantu. God uNkulunkulu umelana lazo, ilizwi lakhe limelana lakho, abaprofethi bakhe bazamelana lakho, inceku zakhe zeqiniso zizakuphikisana lakho, bonke abazelwe ngumoya kaNkulunkulu bazakumelana lakho. Khangela ukuthi u-Israyeli wabanjani, ukuthi babendenda njani legagasi waze wacina esebuyile uJezebheli. Khangela ukuthi imelika ayithole kanjani ukuthi yandenda legagasi lomhlaba kwaze kwathi ekucineni uJezebheli wathatha isihlalo sobukhosi. Kunjalo manje uJezebheli ngempela wayengekho esihlalweni saseGibhithe kumbe isihlalo sobukhosi sika-Israyeli, kodwa wayeyinhloko enkulu ngemuva kwesihlalo sobukhosi. Kothi ukubusa kwekatolika akukho esihlalweni sobukhosi se-United States, kodwa wayeluhlelo ngemuva kwakho, ngoba ithathelayo uthi iBhayibheli lathi kuleli ilizwe bazakwenza umfanekiso ofana nalesilo. Oh mfowethu dade, luyini uhlupho? Awu ngiyazi ukuthi kuyini. IBhayibheli lathi bazathola lesi isikhathi seLaodikeya, futhi yikho lapho esikhona. Ungangizonda manje, kodwa ngolinye usuku awusoze lapho ufumana lokho okuliqiniso. Ungaphikisa futhi usukume futhi uphume esakhiweni, lokho nje kutshengisa ukungafundi kwakho. Kodwa ngolinye usuku uzananzelela, ngolinye usuku uzalangazelela futhi ube kwazi ukuthi kuliqiniso. Ngiyakukhuluma ebizweni lenkosi. Ngizibeka sibi sami okokuthi ngingadutshulwa, lokho okuzagcina kungingenisa engcwabeni. Ngizakuba ngufakazi ngize ngife nxa uNkulunkulu engangisiza. Kunjalo nanko silapha kulesi simo esikiso lamuhla, konke kwakho kuqhubeka kanjalo ko-Israyeli. Ukuthi wapho wenza kanjani isiphamazo sikaJezebheli, ngoba yena wa ayechakelayo imelika umkhokheli wethu, yakwenza njani? Yamazi umkhokheli wethu wayendoda ayinothileyo, bangake abakwaziyo lokho usozigidi. Omunye umuntu wanyitshela kumagazini kumbe umsakazo kumbe ithelevishini kumbe enye into, uJack Benny kumbe omunye umuntu wenza u-Annie Ford, ngiyakholwa kwakunguye. Omunye umuntu wakutsho lokho, ubaba wakhe wamsiza ukuthola izizwe ezimbili ezazingasizo zakhe. Ungumnini nje phose wazo zonke. Wakuthola njani khona? Abe imali leyo yabuya njani? Ngokuthengisa iwhisky okungekho emthethweni lotshwala. Yizo isizathu owehlisa imithetho kuwhisky lezinto. Yikho lokho okwamenza waba indoda enothileyo, into qobo eyalahla isizwe sethu, into sibili eyabonisa ingqondo zabantu bethu, into eyathuma abafana bethu ukuba izidakwa namankazana ethu ukuba ngamahule. Imali yaphuma kulokho yamenza waba indoda ayinothileyo, into efanayo lolo hlelo oludala lukaJezebheli, into efanayo yahlukuluza abantu bethu, into efanayo yabadonsela phandle kusiRoma kuthi yabachisa kuthi kwabadonsa ngaphakathi futhi kwenza yonke into kibo. Igazi elifanayo labafela ukholo, iBhayibheli lithi liphakathi kwakhe. Nampo belapho bethathene ndawonye, kuthi thina amaMelika siyadiyazela sisiya. Oh, awu sithole amadola amalutshwane engeziweyo futhi siba lesikhathi esihle singcono kulazo zonke izizwe, kodwa mfowethu wena mana nje okomzuzu. Asikuthatheni incwadi ngencwadi manje okwemizuzu yemilutshwane elandelayo, sibone lokho okwenzakalayo. Abatshumayeli bahambisana lakho, bavumelana labo, besehla labo lonke uhlelo, lonke uhlelo lwama-Israelite bahambisana ngalapho loJezebheli. Babe lesimo, yebo. Uthi iBhayibheli kalisitsheli yini ukuthi kulezi nsuku zokucina siza kuba lesimo sobuNkulunkulu? Zonke iziprofethi zigcwalisekile mfowethu, sisekucineni. Ngokuba isizwe sisekucineni, ngokukamoya sisekucineni, lonke uhlelo lisekucineni kwalo. Into elandelayo yikubuya kwenkosi lokuguqulwa kwebandla. UNkulunkulu wathumela isibonakaliso sonke isimanga, wenza konke ayengakwenza, ezama ukudonsa abantu futhi njalo njalo. Bamba khona kikho, khangela leli dolobho lapha, khangela leli lizwe lapha, kanye lamathumi amakhulu, lamakhulu abantu bamaPentecostali. Futhi ngenxa yokuma eqinisweni bangaphi kulimini, ngoba omunye umuntu wabatshela ukungasebenzelani lo mhlangano. Lina eliyawulayo ngabomo, uNkulunkulu wabe lesiyawu kuwe, yinto kuphela engingayitsho. Lapho lina makristu lingasela mgogodla ukwedlula lokho, lilethambo lesifuba senkukhu kulokuba lomgogodla. Kunjalo lokho esikufunayo kutshumayela ivangeli elinamazinyo kilo, elizaquma into ebe iziqa, lahamba njengabanye bonke. Khona-ke liyamangala kungani sinemeza ngakho. Khona-ke uyabona, yathola ihlombe eliqandayo. Ngikukhangelele, mele ngikukhangelele. Konke lokhu kwenzakala ku-Israyeli ekuqineni. Ngelinye ilanga wabuya ephuma eseqayeqa enkangala, weza inyathela umdala mfo okhangelekayo loboya. uyalitsha mthishipi.
He never come up out of any of the organizations. He come out of the wilderness.
Akazange aphume kuloba yipi yezinhlanganiso, waphuma enkangala. Wayengelani labo, wayengumprofethi wenkosi. Owethu, wanyikinya lo mbuso kaJezebeli kukho konke okwakuphakathi kwawo. Bamzonda, wayengela axhasana laye. Ngiyalipha isiqiniseko ngalokho, iBhayibheli lithi hathi. Ngeqiniso, wenza labo oJezebeli abalobuso obupendiweyo batshe. Ngiyacabanga, wafaka ihloka empandeni zetihlahla njengoJohane akwenzayo. Imbava zawela lapho ezazifisa khona, kodwa walibeka phakathi lapho. Wanyikinya isizwe, etshengisa ukuthi babephambukile futhi ezama ukubabuyisela kuNkulunkulu weqiniso ophilayo. Futhi ubuyele elizwini lakhe kulokukhonza uJezebeli. Benzani, bamamukela yini? Bamzonda. Kodwa ilizwi lakhe lahamba ngokufanayo ngoba wayelo itho kanje inkosi. UNkulunkulu wasebenza laye futhi watshengisa ukuthi wayengumprofethi ogcotshiwe nezinto azithiwa zigcwaliseka. Futhi konke lokho akwenzayo kwafakaza ukuthi wayengumprofethi kaNkulunkulu. Kodwa kanti loba kunjalo babengela kukukholwa ngoba wadabula indlu zabo zokudlalela. Wabatshela ukuthi babephambukile. Wapho wayelitsho ngandlebe qiniso. Futhi uyananzelela abamkholwanga, kodwa walithumayela ngokufanayo nje. Akula lo yedwa wabathumayeli owavumelana laye. Wathi, yini ngedwa oseleyo nkosi, bakhangele abasoze ngitsho omunye akula ozaxhasa. Kodwa wayelo msebenzi wokwenza, futhi wawenza. Wayele lizwi lenkosi, itsho kanje inkosi. Futhi wahlasela isizwe, wahlasela ibandla, yena wahlasela into yonke eyayikhona. Futhi uNkulunkulu wayelaye. Sithenjisiwe ensukwini zokugcina ukuthi uzabuyela elizweni leli futhi. Ngiyazi uJesu lapho Matthew 17 lapho bembuza kungani ababhali besithi u-Elias khangela lokho akukhulumayo. U-Elias ngeqiniso kumele abuye kuqala okwedlule kwelakusasa. Kodwa-ke wanika uJohane njengomzekeliso. UJohane wayengayisuye uMalaki 4, uJohane wayengumalaki 3. Khangelani, ngiyathuma isithunywa phambi kwami okulungiselela indlela. Malaki 4 wathi usuku olukhulu lolwesabekayo lwenkosi lungakafiki, lapho umhlaba wonke uzathiswa njengenhlanga. Lungakafiki lolo suku, zathumela u-Elija futhi kwakungayisuye uJohane ngoba inkosi ayizange ethise umhlaba lapho uJohane esiza. Futhi nxa ungananzelela futhi esahlukweni sokugcina kundima yokugcina wathi, futhi yena khangela, yena ekhuluma uza kuphendulela inhliziyo zabobaba kubantwana futhi le nhliziyo zabantwana kubobaba. Manje khangela, uJohane wokuqala wabuya, u-Elija wokuqala kuyini akwenzayo? Wabuya futhi waletha umbiko futhi wabuyisela inhliziyo zabantu benkolo bakudala, inhliziyo ezilukhuni okholweni lwebandla Elija abantwana. Kodwa lapho u-Elija olandelayo esiza esikhathini sokugcina uza kubuyela emuva futhi athathe inhliziyo zabobaba, inhliziyo zabantwana bengisitsho, futhi aziphendulele kukholo lwabobaba bamaphentekostali. Bona umahluko, akasoze abe ngomunye walaba lapha ababizwa ngokunjalo esilabo lamuhla. Uzabuyela khona emuva kumisebenzi 2 futhi aqale khona kusukela lapho. Uzajumayela ivangeli elingaxutshaniswanga, akhulume nje izinto ezifanayo lezo uPetro azenzayo ngosuku lwepentekosti. Ngoba lokho akutshoyo epentekosti kuqinisa iminye yonke imibhalo kukho konke. Akayi kuzijilanisa ngalapho kwezinye inhlanganiso. Lapho u-Elija esiza uzazonda abafazi njengo-Elija akwenzayo, njengegumbe abafazi abangalunganga njengoJohane akwenzayo. Uza kuba ngothanda inkangala njengalokho ababeyikho. Akayi kuthiya simkhangelele ukuthi abuye. Uzabuya, uNkulunkulu wathi uzabuya, futhi uza kuba lapha. Ngiyakholwa nxa loba yini umbiko wesilayo lamuhla uzandulela lokho kubuya kukhulu kwakhe. Yebo mnumzana, usendleleni yakhe, usevele wazalwa njengo-Elija ayeyikho, futhi wabuya egqugezela ephuma enkangala kwenye indawo ukuzazisa sibi sakhe. Uzatshumayela imisebenzi 2, uzaletha ukholo lwabobaba abadala bepentekostali liphenduke khona ku ukholo lwalaba abantwana bepentekostali libuyele khona kukholo lwabobaba bepentekostali. Uzabuyela khona, abuyale kumisebenzi 2, imisebenzi 238, konke kusetha kusiya. Uzaletha elikotho ivangeli elingaqutshaniswanga. Akasoze abe lokho kwenza loJezebeli lotshelo lwakhe. Uza kuba yinceku kaNkulunkulu, sibili uzakwenza. IBhayibheli lathi uzabuya.
Uza profeta kuti akhalibe lombiko wake abusweni balabo Jezebeli khona kanye njengadoko Elija akwenzayo ekuqaleni kuIsrayeli. Baza kumzonda ngabayi kusebenzelana laye. Hachi hachi. Uzabuya uNkulunkulu wakuthembisa kuti uzavuka enkundleni uza ozachumayela ebandleni elikhethiweyo njengoba kwatsho ukuthi uzakwenza. Enyikinya labo abakhethiweyo, enyikinya kwenyama kusuke kikho. Umhlaba lezinto ekunyikinyela phansi, ekubilisela phansi, ehlanganisa ebandla ndawonye abantu. Ngiyakwazi ukuthi leyo inhlanganiso yesonto yami, mfowethu uphambukile. UJohane wabuya njengohlelo lomuntu oyedwa ukungenisa umuntu oyedwa uJesu Kristu. Futhi u-Elija akasoze abe luhlelo, kuza kuba ngumuntu. UJesu watsho njalo, kuza kuba ngumuntu oyedwa ogcotshwe ngumoya ongcwele. Futhi akasoze angenise loba uNkulunkulu wabathathu kumbe abane, uzangenisa oyedwa iNkosi uJesu Kristu, ngoba umbiko wakhe uza kunyikinya abantwana bamaPentekostali babuyele kukholo lwabo baba njalo. Uyakhumbula mfowethu, nxanye ngakhuluma izinto lezi ukuba ngomubi kufanele ngibe ku-altari. Ngiyalitshela itho kanje iNkosi, nxa uNkulunkulu engaqinisanga ukuthi ngilitshela iqiniso elizweni lonke emhlabeni wonke, khona-ke ngitshela lapho iphutha elalikhona. Ngilitshela iqiniso, buyelani kuNkulunkulu ngokuphangisa, humani phandle kwalezi zinhlelo, ngoba iBhayibheli lathi ebhukwini likaSambulo ukuthi ukubusa kweRoma Katolika kwakuyisifebe njalo wayengumama wezifebe. Kuyini lokho? Amabandla enhlelo. Futhi kungaphi lapho ibandla leMethodisti lalivela ngaphi ibandla leLutherani? Kungaphi lapho amaMethodisti, Baptisti? Kungaphi lapho inhlanganiso zonke ezavela khona? UNkulunkulu kazange ahlele ibandla. Ibandla leKatolika lathi baqala imuva lapho uJesu wahlela ibandla. Ngifuna ipeji embalini kumbe ipeji ebhayibhilini. Kakuzange kube ngitsho inhlanganiso okweminyaka engamakhulu amathathu lamathuma ayisithupha emva kokufa kompostoli wokucina. Khona-ke babumba i-Nicene Council futhi benza inhlanganiso kuthi lapho uLuther ephuma wayeyindoda enkulu kaNkulunkulu, kodwa masinyane lapho esuka lelo qembu elincinyane labantu lahamba kuthi lenza enye inhlanganiso. Khona-ke umoya ongcwele wabuma waya phezu kaJohn Wesley, kazange atele lutho, kodwa emva kokuba esesukile khona-ke bazihlela. Khona-ke umoya ongcwele wangena ngamapentekostali kuthi baphuma kuMethodisti kuthi kuyini okwenzakalayo, khona-ke bahlela. Kodwa kuza kuba nohlelo lwendoda eyodwa oluzayo ngamandla lokugcotshwa kwa-Elija ukugcwalisa isiprofetho. Haleluya! Oza kunyikinya futhi khumbulani, waprofetha kibo futhi waprofetha futhi wabatshela zonke izinto futhi uNkulunkulu wasebenza laye, kodwa umbiko wakhe wokucina wahlaselwa endlini emhlophe. Lapho uJohane esiza, umbiko wakhe wokucina wahlaselwa endlini emhlophe yalolo suku. Umbiko ka-Elija wokucina lapho ehamba esehla ngaleyo ndlela, lokho kuza emva kokuba esemkhoneni kukaNkulunkulu. Phandle lapho wahamba phansi kulowo mgwaqo lenwele ezindala ngakuye, impabanga yakhe ikhazimula, indevu ziphephuka, lawo amancinyane amehlo amadala ayecwazimula ngenkazimulo kaNkulunkulu, lolo dondolo esandleni sakhe futhi le nyawo zakhe nje zihlalisekile njengezingakwenza. Kuyini akwenzayo ehamba khona phansi kusuka eSamariya esiye ekukhoneni bendlu emhlophe futhi esithi, itho kanje iNkosi engesabi lutho. Amabandla ayesemlandulile, abantu basebemlandulile, ngakho manje unikeza ukuhlasela kwakhe kokucina phezu kwendlu emhlophe. Khona-ke kuyini okwenzakalayo emva kwalokho? Lalelani. Emva kwalokho kuhlaselwa, ilizwi lakhe laba ngelithuleyo, akula muntu owamuzwayo futhi. UNkulunkulu wamsusa enkundleni wathi, Elija, usuqedile ukwenza umbiko wakho wazakale kuwo wonke u-Israyeli. Bayawazi. Manje woza phezulu lapha enkangala, suka kubo, zehlukanise sibi sakho, ngoba ngizakwenza enye into. Ngizabatshengisa lokho okuyikho kwalo umbiko wami. Kuyini okwangenayo? Impi, indlala, ukulamba. Utsho kanje umoya ongcwele, khangela lokho okuzayo, khangela lokho okuzalandela. Kwakule ndlala kuza kuba le ndlala, mhlawumbe kungesikho okwesinkwa, kodwa ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu leqiniso lakhe. Amabandla wonke azazihlanganisa futhi ahambe khona kikho njengokufanayo, njengalokho sebevele baginywa yikho. Kuyini u-Elija akwenzayo? Wathola umthombo ophihliweyo khona phezulu entabeni, lapho athola khona amanzi empilo. Izambulo zobuNkulunkulu zivela kuNkulunkulu, lapho ehlezi phezulu, lapho ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu. Izambulo zingumthombo omncinyane ophihlakeleyo, lapho abanye babo bonke belamba. Futhi uNkulunkulu abusise inceku zakhe lawo mawabayi, amlethela into yokudla lapho ehlukaniswe ebantwini, futhi babephansi lapho bekulawa yindlala okwemvuselelo lakho konke okwenzakalayo. Asisezwa lutho ngemvuselelo zakhe. Ungaphi lowo mdala ohlanyayo ohamba ngalapho ekhalimela inhlanganiso zethu? Ungaphi yena manje? Abazange babekwazi. Wazidonsa silisakelo uNkulunkulu phandle endaweni ehlukanisiweyo, lapho ababengazange bazwe ilizwi lakhe. Khona-ke baqala ukubona lapho uNkulunkulu ethumela umbiko futhi atshele abantu futhi bengawemukeli. Khona-ke uyasusa inceku yakhe futhi athumele inhlupho zakhe, indlala, ukufa, sikhuluma ngokukamoya lokwenyama njalo. Wena khangela ukuswelakala kwemali, mfowethu, ucabanga kukhona usukubonile. Wena linda nje emva kwesikhatshana, awukaboni lutho. Ucabanga ukuthi ufela imvuselelo enhle kamoya, mana kuze kube emva kwesikhatshana. Linda nje, langazelela ukhalele ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. IBhayibheli latsho njalo, uzakuba lendlala ensukwini zokucina, watsho umprofeti, futhi kungeyisikho kwesinkwa lamanzi kuphela, kodwa okuzwa ilizwi leqiniso likaNkulunkulu. Kodwa lelo lizwi lizathula enkangala, kwenye indawo lifihliwe. Wamisa amawabayi, inceku zakhe, busisa lezo nyoni, inceku zakhe, lezo ezagcina ilizwi lika-Elija liphila ngaleso sikhathi sokwehlukaniswa kwakhe kwakhe ebandleni. Amawabayi amlethela inyama lesinkwa ekuseni, lenyama lesinkwa ntambama, futhi wanatha emthonjeni omncinyane lapho abanye babo bonke phansi lapho ababekwenza kungela ngitsho ukudla kukamoya lamanzi. Khona-ke ngolunye usuku, emva kokuba isono sesibambile futhi uNkulunkulu wayelethe abantu bakhe emadolweni abo, uJezebheli wathatha into yonke, wayithanyela yonke, futhi uza kwenza njalo. Kuyilitsho kanje iBhayibheli likaNkulunkulu yalingcwele, uza kwenza njalo. Ukhona kanye esihlalweni sobukhosi manje ngemuva kwesiphamazo ekuchilanisa loba yiphi indlela afuna ngayo. Akula muntu oza kumisa, ngeqiniso akula muntu oza kumisa manje, ngoba lokhu abangeke bakuthola, babengeke bakuthola endaweni zezinkolo, bakuquma bakuquma konke kwezepolitiki, futhi lapho bakwenza yikho kanye lokho abakwenzayo. Lokho kwepolitiki kuza kuba yikukhalala nje, khona kanye kubuyele kuPawulu weSilo ngeqiniso, njengoba ngimile lapha bona, njengoba iBhayibheli latsho. Ngiyazi sesibuza, ngizaphangisa, kumele ngitholele lilizwi lokucina phakathi nxa iNkosi ingangivumela. Khangela, u-Elija wahlala phezulu lapho kwaze kwathi uNkulunkulu wamhambisa. Wayengela mvuselelo, kazange athumayele emelana lolutho. Wasukuma nje lapho loNkulunkulu kuphela phandle enkangala, ngoba wayengumuntu wenkangala, wakhuliswa enkangala. Kanjalo loJohane wakhuliswa enkangala, waphuma phandle enkangala eyedwa loNkulunkulu, wasuka ebandleni emva esenikeze umbiko wakhe, futhi ibandla lakulandula lakulandula, futhi ekugcineni inhlanganiso zazingeke zenze olutho ngakho, wayemele nje aphume. UNkulunkulu wamsusa enkundleni, wamkhuphela phandle enkangala, wathi, phuma lapha, kabayikulalela, futhi woza, khona-ke ngizaphosela ukwahlulelwa kwami phezu kwabo. Oh yebo, uza kuba lapha ezinye zalezi nsuku, khangelani. Khona-ke emva kwensuku zesiprofethi sakhe, kuyini okwenzakalayo? Ibandla lathwala nzima ukwesabisa kukaJezebheli, wabathatha bonke kuye esili sakhe, ebaginya bonke, wabathatha kuye esili sakhe, futhi wakha izivande zezihlahla lakho konke okunye. Kodwa ngolunye usuku uNkulunkulu wambiza njalo. Nangu ephuma, lalelisisani manje futhi lingangizondeli. Ngithi itsho kanje iNkosi, lapho ephuma kuyini uNkulunkulu akwenzayo? Wamthumela kumfazi ongumfelokazi, wake waba lamandla endoda phezu kwekhanda lakhe, kodwa kwathatha ukufa okumkhulula ukuze akholwe ilizwi lomprofethi. Ngiyakunanzelela lokho, wayelendoda eyayimhola kulindlela laleyo ndlela kwesinye sezikolo phansi lapho, kodwa kulesi sikhathi sendlala enkulu wayeseginyiwe, ukufa kwasekumthethe. Wayengasaxhumananga ngitsho layiphi inhlanganiso, ngakho wayeselungele manje ukuzwa ilizwi lenkosi. Umfazi, kusitsho ibandla, umfelokazi, ukuthi umkakhe inhlanganiso yayifile, futhi wayecabanga njengokuvamileyo wayeziphilela sibi sakhe. kuti unkulunkulu wathi hamba phansi kuye manje uzakuzwa sengimlayile osiyacabanga kwezinye izikhathi lina qembu elincinyane lakho elithembekileyo futhi lenze yonke into ongayenza ukuba lomhlangano ukuzama ukutshengisa abantu ukuthi inhliziyo yakho ilungile futhi lifuna ukuthi balunge licabanga ukuthi lilesikhathi esinzima kodwa khumbula unkulunkulu lelihlo lakhe kuwe liyamthanda niyazi liyamthanda lalingeke lihlale lapha belingeke libuye entweni enje unkulunkulu ulelihlo lakhe kuwe yebo futhi lapho ekwenza umkakhe wayesefile inhlanganiso yakhe yayisifile ngakho manje uselungiselele ukuzwa ilizwi lomprofethi ngakho lapho umprofethi esiza esangweni futhi wamcela amanzi amalutshwane wahamba ukuyawathatha khona-ke wathi ngilethela ingcosana yokudla futhi wathibilika futhi wathi njengoba inkosi iphila kangilalutho kodwa nje okweneleyo manje kwakukhangeleka sengathi wathunywa ukuthatha lokho okuncinyane ayelakho kodwa kwakuphendukezeli lapho wayefisa ukunikeza lokho ayelakho okusekela okwelizwi unkulunkulu wamondla futhi nxa uthanda ukunikeza umoya olawo lowo moya unkulunkulu wakunike wona ukusekela ilizwi khona-ke unkulunkulu uza kugcina uphila haleluya Oh duma kuNkulunkulu. Ngiyakubona na abandla, ingacabangi ukuthi sengiphambene kanginjalo. Kodwa lokho olakho. Lokho okuncinyane okukholwayo kuNkulunkulu. Lukholo olunganani olalo. Ubeke elizwini, hathi enhlanganisweni, ufake elizwini likaNkulunkulu. Uzaligcina liphilile. Wayeselungiselele khona-ke ngoba wayengeke ekuqaleni. Ngoba babengamvumeli kodwa manje uselungele uza kwamukela na unkulunkulu wathumela umprofethi endleleni yakhe engamukela ilizwi lakhe na engamukela lumprofethi na yebo wakwenza futhi wamtshela wathi manje loba yimpilo bani encane olayo ifake phakathi lapha ilethe kini kuqala futhi kuyini okwenzakalayo lapho umhlaba wonke wawuthwele nzima futhi usifa nendlala yena labantwana bakhe lendlu yakhe bonke badla ukudla okuhle kathathu ngelanga isambulo sobunkulunkulu elizwini ngithemba liyakubona bangani kuyini okwenzakalayo wahlala lapho indlala yaze yaphela ihlala lalimfazi leli bandla elamamukelayo lakholwa ilizwi lakhe futhi wamgcina ephila wagcina ibandla liphila ngelizwi lenkosi ngoba wathi itsho kanje inkosi manje asila sikhathi ukuthatha yonke indaba iphume liyazi ukuthi wabuya kanjani ekuzibonakaliseni lobhali uza kwenza ezinye zalezi nsuku ungakhathazeki wena lapho esiza inyathela ephuma kuleyo nkangala wena khangela lokho okuthatha indawo kuyini okwenzakalayo khona-ke lapho olungileyo elija umdala umprofethi inyeku yeqiniso kankulunkulu yakuya ekupheleni komgwaqo wakhe unkulunkulu wamtshela ngolinye usuku wathi elija usuthumayele isikhathi esidokwaneleyo manje ulwise ujezebheli lependa yakhe yonke ngakho konke waze wadinwa ngakho wathi yehla phansi ejodani futhi nangu ehamba wafika phansi ejodani lapho umfula omdala oludaka usiza phansi ngale eqanda amanzi ayi-ayisi njengomuntu emele akhangelane lawo ijodani okufa kodwa lapho linceku enkulu kankulunkulu isehlela phansi ejodani le ndodana yakhe ihamba laye indodana yevangeli o yebo wayeyindodana yakhe baba wami inqola zako-israyeli labagadi bamabhiza abo lapho yena le ndodana yakhe behamba ingalo ngengalo phansi ejodani wayekhangele uyise ehamba lokho kusa lapho efika phansi ejodani wafinyelela lapho futhi wasusa leso sambatho samandla emahlombe akhe wathi kufa awungeke wenze olutho kini futhi wajaya ijodani suka lapha sengiqaphela phetsheya lokhu kusa kuyini okwenzakalayo wabuyela emuva futhi woma njengempuphu kuyini umprofethi omdala ayekwenza wayekhangele ngaphetsheya kwejodani wayesazi ukuthi kwakule nqola eyayimlindele lapho lamabhiza wayesiya ekhaya umsebenzi wakhe wawusuphelile indodana yakhe evangelini yayithatha indawo yakhe ngangisiza ekhaya ngolunye usuku ngivela entshonalanga lokhu kubuya engqondweni yami ngavula umsakazo ngangifanele ngitshayele insuku ezintathu amamayela angamakhulu angamathumi amabili lane ngingedwa ngavula umsakazo futhi ngisizwa ezikamoya kuvela ku-Del Rio Texas kwakule ndoda eyayikhuluma mayelana ngendala ensundu indoda engumnegro wayelungiselela ukufa futhi kwakumele eze phansi emfuleni
wathi wona amapatapata egolide engiza kuwagqoka ukuhamba isitaladeni segolide. Lumnigro omdala wayechumayela impilo yakhe yonke, futhi into kuphela ayengacabanga ngayo kwakuyinduduzo ayelayo, kwakuyibhanjo yakhe endala elengiswe emdulwini. Wahlala phandle kumabheri othinda futhi wakhalisa amahubo, waziphumuza sibi sakhe enkonzweni yakhe ngebhanjo endala leyo kwakuyindlela ayelayo yokuphumula. Wathi ibhiza elaligelwe umsila ayevame ukulitshayela liza kube liphansi lapho lenqola. Ngangicabanga ngawo, wathi wona amapatapata egolide lawo engiza kuwagqoka ukuhamba izitaladeni zegolide. Futhi lapho eseqedile ukuhlabela ngacitsha umsakazo, futhi ngangisiya khonale ngibambe isidrayivo. Oh, kunjalo kumele ngifike phansi lapho lami. Kuyini okuke kwanginika induduzo? Kungaphi lapho engithola khona induduzo yami enkangala? Ngilo mncinyane umbhobho omdala obizwa ngizingela ngawo ngesikhathi sentwasa somnyaka, uhlobo lwe-270, uhlobo lwe-721 Remington. Indoda umfowethu wanginika wona eCalifornia iminyaka edluleyo, ngazingela ngawo okweminyaka leminyaka. Kanjani kube induduzo bani? Ngoba ngiyazi ngumbhobho odubula kuhle futhi kuyinduduzo yami enkangala. Khona-ke ngacabanga ngombono wami, lapho ngifika lapho futhi ngabona abantu bami bonke, ngezwa enye into ekhala, futhi nanku lapha kusiza uprinsi wami omncinyane, ibhiza lami eligadwayo elincinyane, futhi wabeka ikhanda lakhe phezu kwehlombe lami. Ngacabanga yebo, ngokunye kwalokhu ukusa ngiza kwehla phansi lami eJodani, futhi endala i-270 leyo engangivame uku ileyo ngayo emdulwini angikayehlisi phansi selokhu kwaba yintwasa edluleyo. Lelo bhiza elincinyane eligadwayo engangivame ukuligada uNkulunkulu wayengabe eliyakitshele enqoleni yami ngalokho kusa lapho ngisiza phansi emfuleni. Ngiza kuba ngibile njengaphetsheya komfula lapho uNkulunkulu uzalithumela, ngalibona ngobunye busuku, uzaliyakitshela enqoleni yami ngokunye kwalokhu kusa. Ngiza kube sengihambile ngikhwela ngasemayezini. Kasikhulekeni. Oh, kulawo amandla kaNkulunkulu lawo engiza kuwakholisa lapho ngihamba lezo zitaladi zegolide. Yebo, umbhobho omdala lowo manje olenga emdulwini awusoze ube lomsebenzi wakho leso sikhathi. Angazi nga inqola yami ibuya lapho nga ibhiza lami elincinyane lokugadwa engalibona embonweni iza kuhakitshelwa enqoleni yami. Lokho kusa ngimile phansi emfuleni, ngithemba uza kuba njalo. Ngifuna ukuhlwithwa, ngifuna ibandla ngikhuphukele phezulu kanjalo, ngifuna lonke ngamunye. Ungathanda ukwazi lapho usiza phansi eJodani ungathiya lezi inhlelo ezingelabo uNkulunkulu zala umhlaba futhi wamukele uJesu Kristu njengomsindisi wakho na? Nxa ungasuye umKristu ungaphakamisa izandla zakho futhi uthi ungikhulekele mfowethu Branham, lapho ngisiza iJodani uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Lapho ngisiza phansi eJodani ngifuna ukuthatha amandla kamoya ongcwele phezu kwami futhi ngitshaye amanzi aqandayo futhi ngicaphele phetsheya. Ungahlala kanjani ngaphansi kokukhuluma okunje, ukugcotshwa kwamoya ongcwele, futhi ngisazi ukuthi umoya ongcwele uyangitshela isimo sakho futhi wehluleke ukuphakamisa isandla sakho? Kuyatshengisa ukuthi yisikhathi sohambo lwenkangala. Ungaba lo munye singakakhuleki? Omunye kulababili abaphakamise izandla zabo. Abathathu, uNkulunkulu akubusise ndodana. Baba wethu osezulwini. Abathathu, lokho kungaba kuhle Nkosi, nxabe bekhona laphaya ngalolo suku. Ngiyakhuleka ukuthi baza kube bekhona Nkosi, baphakamise izandla zabo ngoba basuthisekile ukuthi inhlelo lezi zomhlaba ziyafa, futhi amazwi elizwi likaNkulunkulu masinyane aza kuba yinto enzima ukuwafumana. uNkulunkulu uza kuwasusa ebandleni. Ukukhala, ukubiza komyeni masinyane kuzasuka futhi inhlelo zikaJezebheli ziza kuthulisa. Kodwa bafuna ukuba ukuphila ngalowo mthombo ofihlakeleyo njengoka Elija walondolozwa esikhathini sendlala. uNkulunkulu banike umoya ongcwele manje, gcwalisa inhliziyo zabo ngentokozo lokuthula futhi babeka ingqondo zabo phezu kwelizwi likaNkulunkulu ukuthi bangaphila manje lesikhathi esizayo nininini. Babusise Baba, bangabakho ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Lamakhanda ethu ekhothanyisiwe. Labo abaphakamise izandla zabo futhi befuna ukwamukela uKristu, lingama njengezinyawo zenu okwesikhatshana nje lapho ngilikhulekela ngamunye. Sukumani nje lime ngezinyawo zenu.
Oh Nkulunkulu ngingabe ngehlulekile. Loba abathathu abaphakamise izandla zabo bengahlabekanga ukuphakama ngezinyawo zabo ukuvuma into yona kanye abayenzileyo. Nkosi Jesu, ngiyakunikela konke ezandleni zakho, ngithumayele ilizwi lakho futhi angiyekethisanga ngitsho. Manje ngitshiya indlu kibo Baba. Yenza loba yini okufaneleyo, konke ibandla lenceku yakho. Konke kusezandleni zakho. Baba, ngiyakhuleka ukuthi uza kusindisa abalahlekileyo, gcwalisa abalenhliziyo ezilambileyo ngezinto ezinhle. Nika impilo elaphakade kulabo abomileyo. Phakamisa inceku zakho ukumemezela umbiko. Nika ukusiliswa kwabagulayo labahluphekileyo, zitholele inkazimulo sibi sakho, ngoba ngiyazinikela isibi sami kanye lezwi lakho.
Through Jesus Christ our Lord. Amen.
Futhi esandleni sami, lasenhlizweni yami, lasenqondweni yami, bhala imithetho yakho ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen.
When I come to the river at the ending of days, I don't want to sing that.
Angifuni ukuhlabela leyo.
There'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan.
Amen.
You give that prayer cards, Bill.
Ngabe unikeze amakhadi okukhulekelwa, Billy. Ngizwa ngisindwa. Kuyini okunikezileyo lamuhla? Unikeze o-A futhi awuzange na? Kulungile, biza o-B kuqala. Elokuqala kusiya ikhadi lokukhulekelwa B elokuqala. Siza kukhulekela imikhuhlane yenu. B elokuqala. Ngubani olalo? Ikhadi lokukhulekelwa B elokuqala. Omunye emuva le emsamo. Woza phezulu lapha, khosikazi. B wesibili. Phakamisa isandla sakho, lelo khosikazi. Owesithathu.
B number 3, would you raise your hand please?
B, wesithathu. Ungaphakamisa isandla sakho ngiyacela ukuze ngibone ukuthi ngapi. Owesithathu. Owesine. B, owesine. B, owesihlanu. Ungaphakamisa isandla sakho ngiyacela. B, wesihlanu. Leyo ndoda kulungile. Owesithupha. Owesikhombisa. Owesificaminwembili. Owesificamunwemunye. Owechumi. Owechumi lanye. Owechumi lambili. Owechumi lantathu. Owechumi lane. Owechumi lanhlanu. Awu lapha makuthi bonke o-B basukume kungenani nje. Lokho bangena emhlabeni wonke. Wonke umishinari enkundleni loba ngapi abangenelisa. Wonke amakadi okukhulekelwa B sikumani lithathe indawo yenu ngamanombolo enu.
What was the next one's A's? Who asked?
Manje yiwapi alandelayo? U-A. Ngubani olekhadi A? Elokuqala. A, elokuqala. Lingaphi? Ngeqiniso kuphakathi lapha. A, elokuqala. Anikezwa okwensuku ezimbili kumbe ezintathu manje. Ngakho kungenzeka bengabi lapha. Bonke abalekhadi lokukhulekelwa A. Manje yenzani umzila khona lapha. Hamba khona ngasemdulwini ngokuhlonipha.
I won't talk to you without prayer cards just a minute before the line starts.
Ngifuna ukukhuluma lani elingela amakhadi okukhulekelwa okomzuzu nje ngaphambi kokuba umzila uqalise. Manje lekhadi lakho lokukhulekelwa libambe ezandleni zakho ukuze abafana bemukele ikhadi lakho lokukhulekelwa. Belilindile liphangise ukubuya ntambama ukuzothatha ikhadi lakho lokukhulekelwa futhi lilelungelo lokungena emzileni. Ngalithembisa ukulikhulekela. Manje ngizazama ukugcina isithembiso sami, uNkulunkulu engisiza. Lo ngumfana wakho omncinyane, indoda encinyane ebukekayo sibili. Ngiyacela lingixolele. Lumfazi lapha ngumfanekiso omuhle womelika oqotho. Umfana wakhe omncinyane, amahobolosi amancinyane, le jacket elilemzilazila. Umfazi omutsha olenwele ezinde, ogqoke kuhle.
uNkulunkulu ambusise lekhaya lakhe lomkakhe abathandekayo bakhe. Leyo yi-USA uqobo kanye lesiKristu kulotshwe ngaphezu kwakho. Ngabe amazwe ethu angaba njalo isikhathi eside. Ungixolele khosikazi elincinyane ngokukhuluma lokho, kodwa nje ngokuze abantu babone lokho engicabanga ukuthi kukhangeleka njengomKristu kungela kuzipenda leyo nto eyikho likhosikazi nje. UNkulunkulu akubusise mfowethu Sullivan. Umelaphi omkhulu nxa ungathanda. Uyakholwa kuye? Uyakholwa ukuthi ungumelaphi omkhulu? Manje hlonipha nje okwesikhatshana, sisele sikhathi esincinyane nje ngalapho. Ngiqume umbiko nje wabamfitshane. Ngithemba likutholile loba kunjalo lokho obekuthiwo. Kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke. Lapho bonke besibasemzileni, omunye ngemuva lapho ukufolisa abantu emzileni kulungile. Lithini? Manje bonke abalamakhadi okukhulekelwa bamile. Liyakholwa phandle lapho njalo kungela makhadi okukhulekelwa? Nxa lingaba lukholo, uNkulunkulu uza kukubiza wena. Manje wonke amakhadi okukhulekelwa emzileni. Leyo nkazana emncinyane ehlezi emuva lapho elonyawo olubi phezulu lapha kulokhu, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uza kuluphilisa? Nxa ukholwa, woba lokholo nje futhi uNkulunkulu uza kukunika khona. Cabanga ubaba wakho ogulayo uza kusila. Kholwa, ungaba lakho. Wena ke phandle lapho ukhulekela umzukulu wakho ngesimo somnqino, cabanga ukuthi uNkulunkulu angamsilisa? Ikhosikazi ohlezi phandle lapho, nxa ukukholwa, ungaba lakho. Lonke liza kukholwa. Manje ngifuna bangaki ababazalwane bami abalapha, abatshumayeli bevangeli, abatshumayeli be-full gospel, kumbe loba yini abayikho abakholwayo ekusilisweni nguNkulunkulu? Phakamisani izandla zenu, ngizathanda ukuba libuye lapha futhi lingisize ngikhulekela laba bantu, ukuze abantu babone ukuthi kayisini okhulekela abantu. Ingakwenza lani? Wozani lapha futhi lime kupulatifomu kanye lami, lingakwenza abazalwane, lina bachumayeli. Wozani khona lapha futhi lime khona ngalapha kupulatifomu. Lokho kuhle. Ngiyabonga bazalwane. Ngiyabonga. Wozani khona phambili bazalwane. Wozani. Lithini? Yebo, lingakwenza. Yenzani imizila emibili khona lapha, kuza kuba kuhle. Lokho kuhle. Manje chibilika ngalindlela mfowethu, chibilika ngalindlela. Ngiza kuletha abantu khona ngalapha. Manje abanye benu hambani kuleli icele lami khona phakathi lapha, nxa lithanda manini ngalapho kuleli icele. Yikho lokho. Manje kumbuthano, liyabona lawo amadoda amahle lapha, ngamadoda abangamakhona phezulu lapha futhi bamele ivangeli leli elifanayo lelo engilithumayelayo. Bona babuya lapha ngoba bakholwa kikho. Manje lifanele liziqhenye ngomalisi wenu ozazitshengisa isibi sakhe kupulatifomu lapha, okulukhuni ukuthumayela okulamandla. Lawa ngamadoda alesambulo abakwaziyo lokho. Hathi mina ngimelana lamadoda. Kwesinye isikhathi siyakitshela enhlelweni ezisenza thina, zona inhlelo yizo esimelana lazo.
hathi indoda inceku kaNkulunkulu. Manje ngazazile ukudalula kwomuntu wonke lapha isikhathi eside kanganani elicabanga ukuthi ngiza kube ngilapha. Ngingawela phansi lapho ngithola kungaba emva kokungaba yisithupha abahlanu kumbe abayisithupha abalithumi abaninganyana kancinyane mhlawumbe ingxenye ikota yomzila ngiza kube ngingasekho. Abanye babo abasoze bakhulekelwe. Asingeke sikwenze lokho. Futhi njengoba kodwa awudingi ukubala lokho. Uyakwazi ukuthi luyini uhlupho lwakho, uyakwazi lokho okwenzileyo. Manje vuma izono zakho. Nxa omunye wenu phandle le elicwatshana elilodwa lokuthandabuza enhliziyweni yakho, kukuphe khona manje ukuthi utshele uNkulunkulu ukuthi akuthethelele. Nxa ungalunganga kuNkulunkulu, tshela uNkulunkulu ukuthi akuthethelele. Nxa ungakwenzi futhi ungaqondanga kuNkulunkulu, akusoze kukwenzele okuncinyane okukodwa okuhle okubuya ngalapha, uchitha isikhathi sakho nje. Lokho kuliqiniso. Manje kunjalo na bazalwane, kunjalo. Khangela lapha, nangu emile umfowethu kidi lapha, ngapho sangajabula amavili emota yami ukufika kuye. Kose umnyaka kumbe emibili edlileyo uku wayesifa ngemvukuzane, eza kufalolo suku. Umkakhe wangitshela wathi phangisa, wathi usesifa khathesi. Lapho ngifika lapho inkosi yamsilisa, futhi nangu ulokhu emile. Ngicabanga usengezelele isisindo esiningi kangaka lakho konke. Iqhawe elidala emuva liyazi. Yilo uhlobo lomuntu engangikhuluma ngalo iminyaka eminingi edlileyo, owathumayelayo. Futhi wabeka khona kulelo lizwi futhi abantu bamhleka futhi yena lo mkakhe behamba ngasesipolweni sesitimela lakho konke okunye futhi khona phezulu ezintabeni lamamayini alamalahle futhi bemqotsha futhi bephoselwa entolongweni lakho konke okunye nguye umuntu ohalwa ukuzuza umvuzo yilo uhlobo. Manje bazalwane ngithi kini, mhlawumbe ungeke ube lomoya wokudalula. Lokho akudingi kube njalo, bona lokho akudingakali. Into yokuqala ngumuntu welizwi. Ungcono kakhulu lingabathumayeli ukwedlula mina, ngoba angisomthumayeli kangako, kodwa ligcotshiwe. Loba nguphi umuntu obizwa ukuthumayela ivangeli, obiziwe ukusilisa abagulayo? Izilayezo ezinkulu jikelele ziyikuthi hambani emhlabeni wonke futhi lithumayele ivangeli kuso sonke isidalwa. Lo okholwayo futhi ababhathizwe eza kusindiswa. Lezi izibonakaliso eza kubalandela labo abakholwayo. Nxa bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo lokunjalo bazasila. Nxa ubiziwe ukuba ngumthumayeli, ubizelwe ukukhulekela abagulayo. Futhi isizathu engisenza lokhu kuyikuthi lumbuthano ukuthi babone ukuthi abadingi ukulindela omunye umuntu okhethekileyo. Ora Robert, Tommy Hinks, Tommy Osborne, mina omunye obuyayo kwenkonzo yokusilisa. Ngifuna ukuthi babone ukuthi lingabantu bakaNkulunkulu. Bona uyindoda olelungelo nje ukubeka izandla phezu kwaloba nguphi wabo nje njengami kumbe loba ngubani omunye phezu kwakho konke bazalwane. Lonke liyazi nje njengabathumayeli ukholo lwabo kuNkulunkulu olwenza umsebenzi. Kunjalo na siyanikela nje kibo umkhuleko. Manje wena uthi mfowethu Branham, ngabe umoya kamoya ongcwele ulapho kanye lawe? Ngeqiniso, yebo mnumzana. Manje kini abakumbu emzileni lapho, nxa ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uNkulunkulu uza kusilisa, phakamisa isandla sakho uthi ngiza kwamukela. Manje wozani lapha, makuthi leli khosikazi libuye lapha. Kangikwazi, angikaze ngikubone. Nxa umoya ongcwele engangitshela ukuze abazalwane bami lapha ebukhoneni lapha njengalokhu, ngakho bonke bamile lapha ngakimi. Futhi kungeyisikho lokho kuphela, abazalwane bami balapha, lenkosi yami ilapha, inkosi yabo labo. Manje nxa engangitshela enye into embi ngawe loba yini okubi ngawe, ngiza kubakwazi loba kuliqiniso kumbe hathi. Ngiyabafuna bona, ngifuna umbuthano, ngifuna abantu phandle lapho ukubona ukuthi umoya ongcwele ulapha kupulatifomu ukunikeza ukudalula. Kodwa lokho akusilisi muntu. Kodwa nxa engangitshela enye into ngawe leyo oyaziyo ukuthi angazi lutho ngayo, njengalokho okwakuyikho umfazi emthonjeni, hathi uhlobo olufanayo, kodwa ngitho indoda lomfazi behlangana kwesikhathi sokuqala. UJesu engathi indoda ephakathi laphakathi ubudala, futhi lumfazi mhlawumbe wayengumfazi osemutsha, mhlawumbe njengawe. Futhi nxa engakwenza engangitshela lokho ongakho lapha, uhlupho lwakho, ungakholwa ukuthi kuzamele kube ngumoya wakhe ongakwenza? Ngabe liyakukholwa na bazalwane lokho ukuthi inkosi uJesu ofanayo umile lapha? Ninambuthano liyakholwa into efanayo yini? Ngabe lina emzileni wokukhulekelwa lingakholwa into efanayo? Futhi libekwazi ukuthi lawa madoda ngingawabiza phezulu lapha nxa ngingacabanga ukuthi babengayisikho emva kokuthumayela kanje, futhi ngikhuluma izinto engilazo? Futhi-ke ngibize abantu phezulu lapha ababengafanelanga. Bengingeke ngikwenze lokho, ngiza kube ngilwisa into yona engilwisana layo. Bona, ngiyakholwa kibo, ngiyakholwa bangabantu bakaNkulunkulu. Manje bona, nxa umoya ongcwele esima eduzane okukhuluma nje lawe, ngizama uthi kuyini okwenzayo mfowethu Branham into efanayo uJesu ayenzayo lomfazi? Wathi akunginathise. Wayezama nje ukukhuluma laye okomzuzu efumana ukuthi uhlupho lwakhe lwaluyini. Uhlupho lwakho ngumnqino, yikho lokho ohlupheka ngakho. Nxa lokho kuyikho, phakamisa isandla sakho. Manje ngeqiniso akakhangeleki kanjalo. Ngabe enjalo bazalwane, akakhangeleki njalo, kodwa yikho lokho uhlupho lwakhe oluyilo. Ube ngaleyo ndlela okwesikhathi eside. Izikhathi zonke ukucapha amabholoho akho ongakafiki kiyo lokunjalo. Kuliqiniso, yikwenziwa kwakho. Wenziwe ngaleyo ndlela, umnqino. Uhlezi ukhumbulela into ilungiselela ukwenzakala, akunjalo. Kwezinye izikhathi udeveli uyakutshela, akulalutho kukho. Uhlehlele emuva nje, usuweqe umzila. Kangibali ingqondo yakho, kodwa ngibala lokho oku. Ngiyakwazi lokho akhulume kuwe ngakho, ngoba ngibona lokho okwedlule ingqondo yakho. Manje uJesu wabona imicabango yabo, kunjalo na? Awu, yikho lokho okwenzakeleyo khona manje, kunjalo na? Lapha mangikutshele enye into ukuze ube kwazi. Ngeqiniso umele omunye lapha. Kunjalo, iyo into, uyabona, awuzange ukubambe kuze kube lapho. Manje nxa inkosi ingambula kimi lokho okumele lapha okomunye umuntu, ungangikholwa ukuba ngumprofethi wakhe, kungokukamama wakho. Uyakholwa uNkulunkulu engangitshela ukuthi uhlupho lwakhe luyini? Awu, ulohlupho lwenhliziyo, umfutho wegazi ophakemeyo, amatshe enyongo, lokuningi okuhluphayo. Injalo, kayisikho na? Bona, manje lowo ngumoya ongcwele, kayisiwo na? Manje kulenye into lapha kini lakubazalwane laba, bona, enye into lapha manje, umoya ongcwele. Manje uyakholwa wena, lapho sisedlula emzileni. Asikhothamiseni amakhanda ethu sonke lapho sikhulekela laba bantu. Manje baba osezulwini, siza kubeka izandla phezu kwalaba bantu. Futhi ngiyabakhulekela manje. Nanzi inceku zakho zebukhosi zimile lapha. Futhi sonke siza kubeka izandla phezu kwabagulayo. Ngoba wathi kwenzeni. Siza kwenza ebizweni likaJesu Kristu. Abantu mabangahudulwa njengalapho. Kodwa mababuye ngokusiliswa ngebizo likaJesu Kristu. Amen. Inkosi ilibusise manje kuyani lisondela duzane. Ebizweni lenkosi uJesu sila. Ebizweni lenkosi uJesu sila mfowethu. Ebizweni lenkosi uJesu sila dadewethu. Manje okomzuzu nje bona mfowethu lo dade. Kungani uthokoza lapho lo mfazi? Lapho ukudalula kusenzakala. Uthi lapho abanye besedlula kulanto eyenziweyo. Abantu bayedlula, awu. Nga ngingakwenzi kuba lokudalula, awu. Konake angitholanga lutho. Lokho kabulani lokwenza ngakho. Ulapha ngokufanayo nje. Bona. Lapho usedlula lapha woza izandla zakho ziphezulu usithi ngiyakubonga Nkosi Jesu, ngiyakwamukela njengomsilisi wami. Uthi ngiyakuhamba njengilapho. Omunye walawo amadoda woza kungibhabhathiza, ngiyakona echibini lamanzi. Futhi ngibhabhathizwe. Futhi ngibume futhi ngisazi ukuthi wathembisa ukuthi ngizakwamukela umoya ongcwele. Bona ku ukudalula lokhe kulapha, lokhe kulapha ngokufanayo nje. Lapha kuyikuphi na? Indoda lapha, nginomfokazi kuwe, nginguye mnumzane. Kangikwazi. Nga uNkulunkulu engangitshela ukuthi uhlupho lwakho luyini, ungangikholwa ukuba ngumprofethi wakhe, inceku yakhe. Uza kwenza ngenhliziyo yakho yonke, kulungile mnumzane. Ngiyabonga mnumzane. Lo ngumoya omuhle sibili, into enhle kakhulu. Phezu kwakho, umele lapha omunye umuntu. Kunjalo. Umzukulu wakho. Ulepoliyo. Wawa ngolunye usuku futhi wephuka unyawo lwakhe. Lokho kuyitsho kanje inkosi. Kunjalo na? Kunjalo. Hamba futhi ukholwe manje. Futhi uzasila. Manje wozani likholwa. Wonke umuntu nje. Wozani nje.
Hallelujah.
Simile ngalapho abantwana bakaNkulunkulu abancinyane abagogekileyo izipofu abathileneyo abatshumayeli bevangeli yazi kasila mandla okusilisa. Kodwa inkosi yethu uJesu Kristu omkhulu othumela izibonakaliso lezi futhi ucale uDeveli okubophileyo. Siyamcala uDeveli, siyalahla ukuphofu ebizweni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Siyacela ukuthi uNkulunkulu abanike ukholo lokukholwa ukuthi umkhuleko wokholo usindise abagulayo futhi uNkulunkulu uzabavusa futhi bazaphila njalo. Siphe khona uNkulunkulu somandla ngebizo likaJesu Kristu. Manje lina bazalwane, sukani lapho lonke lina wabani semkhulekweni. Manje lapho si abatshumayeli bayabakhulekela futhi manje siyakhuleka sibeka izandla. Baba osezulwini, yini eliphandle lapho kumbuthano abangazange bangene emzileni wokukhulekelwa, bekani izandla zenu phezu komunye lomunye. Manje bekani izandla zenu phezu komunye lomunye. Baba wethu osezulwini, siyaletha kwelu umbuthano lapho sivala linkonzo lalumkhankaso ngaphansi kwefulegi kaJesu Kristu, umpristi omkhulu ogcotshiweyo kaNkulunkulu uEmanueli, emile evuke kwabafileyo, ephila ukuze asinxuseli ubukhona bakhe obukhulu manje kanye lathi. Amandla akhe angcwele phezu kwethu okusenza sibone imibono, ukuprofetha, ukubeka izandla phezu kwabagulayo. Ilizwi likaNkulunkulu elingehlulekiyo alisoze libuyele kuye liyize. Ngiyalahla wonke udeveli womkhuhlane, amandla wonke esono, konke okungakholwa elizweni likaJesu Kristu. Makuthi kuhlakazeke kuphume ebantwini, mabaphiliswe. Busisa laba abakowethu abatshumayeli Nkosi lapho bebuthene ndawonye nganhliziyo inye lanqondonye, futhi lalo lonke ibandla. O Nkulunkulu somandla, yileyi enkulu imigijango hayo, thumela imvuselelo ngemva kwalokhu Nkosi ezathanyela icele lecele, ukuze ndawonye kwamathambo Nkosi lemisipha yesikhumba, futhi makuthi amandla kaNkulunkulu avuse ibandla elilamandla lapha kuleli dolobho eliza kuthanyela. Ibandla lomzekeliso kulolonke ilizwe ukuthi abantu bangabuya kuleli dolobho ukubona amandla kaNkulunkulu. Siphe khona Nkosi, silisa abagulayo labahluphekileyo, sindisa abalahlekileyo ukuthi uzitholele inkazimulo. Siphe khona ukuthi wonke lawo amahenki lamaphasela amancinyane lawo alele lapha, ngiyakhuleka Nkosi ukuthi umoya ongcwele phezu kwethu futhi kulesi sakhiwo osigcobayo, ngakuthi bonke ngamunye wabo asile. Kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi lapho u-Israyeli esendleleni yomsebenzi endleleni yabo besiya elizweni lesithembiso, ukuthi ulwandle olubomvu lwangena endleleni. Futhi omunye wababhali wathi uNkulunkulu wakhangela phansi ngaleyo nsika yomlilo, futhi ulwandle olubomvu lwesaba futhi lwabuyela emuva. kuti Israeli waya elizweni lesithembiso elathenjiswayo futhi manje kuseBhayibhelini kulotshiwe ngingathanda phezu kwento zonke ukuthi liphumelele empilweni enhle futhi lapho lawo amahenti esizwa ebantwini lapho usathane abeka khona ulwandle olubomvu phambi kwabo makuthi uNkulunkulu akhangele phansi ngegazi lendodana yakhe yokuqobo uJesu Kristu futhi alahle wonke umkhuhlane kulabo ababengenelisi ukufika lapha futhi makuthi umkhuhlane usuke futhi wesabe ilizwi likaNkulunkulu lesithembiso sikaNkulunkulu nogqobo lukaNkulunkulu futhi abantu mabedlule bangene kuleso sithembiso esihle sempilakahle lamandla siphe khona Nkosi futhi siyakunikela konke kuwe ebizweni lendodana yakho ethandekayo umsindisi wethu uJesu Kristu amen. Mbuthane kuye osaziyo sonke kuye owasivusayo ukuba lilifa lakhe emhlabeni ebandleni lakhe ngakuthi izibusiso zikaNkulunkulu ezinothileyo zibe phezu kwenu lonke size sihlangane njalo inkonzo yethu elandelayo nisazi iza kuba sethabhanekeli ngesonto ekuseni ngesonto ephasika ekuseni khona-ke nizaku khona Illinois kusukela lapho busiswani linake amabandla enu linake amabandla lawo amahle libambe inhliziyo zenu ndawonye hlalani elizwini likaNkulunkulu mpilele yena ngoba izinto ezimbi zihlezi phambi kwenu umbulani lokhu size sihlangane ngasiphakameni futhi sihlabele. Manje ngokuhlonipha xawulanani izandla lomunye umuntu ngemuva kwakho phambi kwakho lasemaceleni akho wonke umuntu manje manje lezandla zenu ziphezulu kuNkulunkulu limemeze kakhulu manje wonke umuntu uyenza izwakale. Basikhothamiseni amakhanda ethu manje kumbulani abanengi bethu asisoze sihlangane njalo kuze kube lapho manje ivungameni umalusi wenu umfowethu Saluvani size sihlangane mfowethu.